Amavuko bangani, ngiyathaba ukuba lapha. Lokhu kusa, futhi ngisazi ukuthi ngilibona lonke lapha. Ngikholwa ukuthi inkosi ikanye lathi lamuhla. Isinikeza umthunzi omncinyane ukuthi kakuyi kuchisa kakhulu lapha eThebaneke okwenkonzo yokusena. Futhi sikathesi si, ngiyakholwa ngabe kulabantwana, ngabe abantwana sebekhululiwe. Baya emaklasini A, mfowethu Neville. Ngibone abantwana abancane futhi. Bengimangala, kuba kade bebephumise iklasi, ngibuyela kwezinye izindawo zabo, ekamelweni labo, lesikolo sesonto. Manje lingikhuleke, ngilesinqumo esikhula kade kufanele ngisenze ubusuku bedluleyo, futhi ufanele ngisenze lamuhla. Futhi makuthi ibandla likhuleke, ngilo mhlangano ozakube ulandele. Ukhona emngceleni wekhetheni lensimbi eGerman. Futhi ke ngiyathinta kancinyane futhi lingikhuleke. Futhi njalo singaqala khona manje kuleyo nkundla enkulu yecricket eGerman. Leyo uHitler ayenzayo nje kungakabi lempi. Indawo enhle enkulu dlala abantu abazinkulungwane ezingamachumi ayisificaminwembili. Futhi singaba layo okobusuku obulichumi kulandelana. Futhi ke thembele ukuthi siqale phakathi lapho khona manje. Futhi ke ela Salle Lorraine eFrance okulandelayo khona ke eBerlin bese ngiphenduka ngitsho eBerlin phakathi kwalokho le France khona ke bese siphenduka inkosi itha emhlanganweni omkhulu eChicago. Uqala ngicabanga ngosuku lwesihlanu, lwesithupha, lwesikhombisa, lwesificamunwembili, lwesificamunwemunye kuyingxenye yami eChicago okomhlangano omkhulu khona ebandleni leSwidish. Futhi ke va umnu Boze abanye benu abavela eChicago balomhlangano omkhulu okade usiza leyi elandelayo kusukela ngolokuqala luka Ncwabakazi kumbe olokuqala luka Mpandula kuse Sweden. Futhi ngiyathaba kakhulu ukwazi ukuthi ukungivotela kwabo ukuthi ngibuye futhi kwakundawo yonke lama percent alikhulu. Ngathokoza ngalokho kodwa kufanele kumbe ngihambe khonale kumbe phansi lapha kathesi. Likhuleke ukuthi inkosi ingikhokhele nje khona kanye indawo lapho imphefumulo emnengi engasindiswa futhi okukhulu kwenzelwe umbuso kaNkulunkulu. Manje balomhlangano omkhulu phezulu lapho futhi baseSweden futhi wathi siza kuba lamajumi amabili lanhlanu amajumi amathathu lanhlanu ezinkulungwane zabantu okokuqala emhlanganweni omkhulu futhi abaningi babo abantu abangasindiswanga. Futhi khona phansi lapha eGerman awu balenkundla ehlala iinkulungwane ezingamajumi ayisificamunwembili ngoba thina eSwitzerland lapho esisanda kusuka khona sibe lo mhlangano omangalisayo lapho futhi abaningi benu mhlawumbe kabakaze bakuzwe inkosi yasibusisa ngokulamandla saba lenkulungwane ezingamajumi amahlanu abaphenduka ngobusuku obuhlanu eZurich eSwitzerland. Futhi ke umfowethu Jack Shula abaningi benu liyamazi ungumethodist umfana kaBob Shula omdala baseBelfast kathesi futhi bathi bagenqula indawo khonani ngokwevangeli futhi lokukhulu kulalokho uBilly Graham abalakho emhlanganeni wakhe uJack uyinsizwa encinyane enhle ogcwele ukuthiseka lothando futhi yena uqinisekile kakhulu kikho ngize ngikholwe uyinceku enkulu yenkosi. Futhi khulekelani umfowethu Shula futhi nguJack Shula lo Jack MacArthur ukanye laye umfowethu uJack Arthur ungumchumayelo omkhulu laye. Futhi lapho abantu bamasonto bathi kuyimvuselelo enkulu eyake yachaya i-Ireland ngakho lathi siya emkhulekweni usuku zonke ngalabo madoda bonke bangamadoda asisema ngaphansi duze lamachumi amane ngiyathemba kumbe ngaphansi izimuli lokunjalo labahle abaqotho abafundisi bevangeli futhi siyabathanda. Futhi manje ngiyakhuleka ukuthi kaliyi kungikhohlwa ukuthi uNkulunkulu uza ngivumela ngenze isinqumo esiyiso khona kathesi. kulezikhathi lapho ongazikhona yipi indlela yokuhamba lake langena kulezo ndawo. Ngiyakholwa uPaul wangena kuleyo ndawo kwesinye isikhathi kazange na kwakuphakathi kwendlela ezimbili futhi lapho esiya khona ngani wabona ingilosi embonweni leyo eyamtshela woza eMacedonia. Ngakho inkosi ilokhe isase lengilosi yayo akalayo na nxa ngingaba nje ngozithobileyo enhlizweni yami. Ngakho njengalokhu uPaul ayeyikho futhi kathesi lobu busuku umbula inkonzo zevangeli lapha eTabernacle wonke umuntu abuye. Lina elilapha eLouisville ngisazokuya khuluma kubandla le-open door lobu busuku okwamahola athile ngele ngxenye lesikhombisa kuze kube ngele ngxenye lesificamunwe munye kumfowethu couple. Bengiza kuza kabili lapho futhi-ke uyindoda enhle futhi yena wasengibiza futhi umfowethu couple uyindoda emnene enhle kakhulu umfowethu. Lina ngileqiniso lijwayelene umfowethu omuhle kakhulu futhi nje bengingeke ngimdanise kanjalo. Khulekani phezu kwento zonke, khulekani futhi likhuleke ukuthi uNkulunkulu uzasinikeza isinqumo esiyiso sokwenza. Manje ngaphambi kokuqala umbiko wevangeli silokusa esiyakunikela abantwana abancane futhi nomntwana omncinyane lapha ukunikela futhi enkosini. Manje izikhathi ezinenge emabandleni amanengi liyezwa kahle ngemuva lapha nxa lisizwa kukahle na la mafeni lapha nje ni awungeke uzizwe ngokwakho hatshi lokho lokho kuhle ngiyesaba ngizabhubha ngingelakho. Ngakho abantwana abancane kwezinye izikhathi bayabafafaza ebandleni lapho besasezinsane futhi yebo lokho kwavela ebandleni leKatolika ngokuba phehlelela abantwana abancane kumbe ukubabhabhathiza lapho bebabiza besasezingane ezincinyane. Ibandla leMethodist lakuletha okokubhabhathiza insane futhi lokunene futhi ngicabanga lokunye okunene. Ngicabanga hiwo umahluko phakathi kwamaNazareni leMethodist yesidala kwakulubhabhathizo lwensane futhi-ke ukudazukana okuncinyane lokunjalo. Kodwa lo bangayiphi indlela akungeke kangicabange kule ndaba kakhulu ngoba emva kwakho ngicabanga iCalvary yayitsho leyo nto khona lapho kukho konke kunjalo ngoba uJesu wafa lapho ukusindisa abantwana abancinyane lokusindisa umhlaba futhi umntwana omncinyane kungenani lohlobo lomzali ala elesono esinganani. Lokho kakuyikwenza umahluko ngoba igazi likaJesu Kristu liyamhlanza bona futhi leli liwundlu likaNkulunkulu elisusa isono somhlaba. Lowo mntwana angeke aphenduke, akakwazi ukuthi aphenduke njani. Akala sizathu sokuba lapha ngokwakhe, angeke akutshele kungani elapha kodwa uNkulunkulu umthume ukuba lapha. Futhi igazi likaJesu Kristu liyamhlanza ngesikhathi khona esiza emhlabeni futhi aze afike esikhathini sokuziphendulela. Khona-ke usekwazi okuhle lokubi futhi-ke lokho akwenzayo kufanele aphenduke kukho akwaziyo ukuthi ukwenze kubi kunjalo. Ngakho abanye babo bayabafafaza futhi bacabange kabayi ezulwini futhi kule mfundiso ethi nxa umntwana ezelwe ngabazali abalomoya ongcwele awu mntwana uza kuya ezulwini kodwa nxa kungesikho kakusela lutho kikho umntwana nje akasekho leyo impambeko enkulu. Kumahluko bani okuwenzayo noba ngumzali olomoya ongcwele konke yisifiso sasemacansini futhi lo mntwana uzelwe ngendlela efanayo. Ngakho konke kuzalelwe esonweni kwabunjwa ebubini kwabuya emhlabeni kukhuluma amanga lokho yikho okuthiwa ngumbhalo. Ngakho futhi-ke igazi likaJesu Kristu liyamhlanza futhi liyenze ukubuyisana ngalowo mntwana nxa esifa ngokupheleleyo uza kuya khona kanye ebukhweni bukaNkulunkulu. Nxa wazalelwa ebazalini abayizoni kakhulu emhlabeni kuze kube isikhathi sokuziphendulela lapho asekwazi khona okuhle lokubi futhi-ke lokho akwenzayo kusukela lapho kufanele kuxolelwe. Ngakho kufanele azicelele ukuphenduka kwakhe kusukela lapho kusiya kodwa lapho esasengumntwanyana manje indlela esizama ukuyilandela lapha eThebaneke uyiyo kuphela indawo emhlabeni leyo engiya kiyo engichumayela imfundiso kulapha eThebaneke ngoba leli libandla lethu futhi sichumayela imfundiso lapho ukugcina abantu besemzileni abanye abantu emabandleni abo bachumayela loba yini abakukholwayo futhi bangabafo wami futhi singehlukana kancinyane kodwa lokhe singabazalwane nje ngokufanayo futhi kodwa lapha eThebaneke sichumayela esicabanga ukuthi kuyimfundiso yombhalo futhi phakathi lapho sibona ukunikelwa kwabantwana lokho esikubiza ngokuthi ukunikela isikhathi kuphela eBhayibhelini leso esingasithola kumbe ngapi eTestamenteni elitsha lapho abantwana abancinyane baba lolutho lokwenza kumbe uKristu aba lokwenza emkhosini kwakuyilokho wabathwala engalweni zakhe futhi wabeka izandla zakhe phezukwabo futhi wababusisa futhi wathi vumelani abantwana abancane baze kimi lingabe nqabeli ngoba umbuso kaNkulunkulu ungowabanjalo manje sisalelwe njengoba sizizwisa ukuqhubeka ngomsebenzi lo yena abuya ukuzoqedisa ukufa kwakhe eCalvary waye kanye lathi futhi wahamba evela waphuma kuNkulunkulu esiza emhlabeni wabuyela kuNkulunkulu kumbe evela emhlabeni esiya kuNkulunkulu futhi wasesiza esimeni sikamoya ongcwele futhi ukanye lathi phakathi kwethu kuze kube sekucineni komhlaba equba ebandleni lakhe imisebenzi efanayo leyo ayenzayo lapho esalapha emhlabeni futhi ngalokho yathatha abantwana bethu komunye kusiya komunye ubashumayeli futhi babakhulekele babeke izandla phezukwabo futhi babanikele kuNkulunkulu okungumkhosi okuncinyane nje ukutsho ukuthi siyathakazelela lokho inkosi esenzele khona labantwana abancinyane manje nxa abancinyane bebe befafaziwe kumbe loba hiphi indlela okuyiyo ebandleni lakho cabanga ngasitsho lutho olulodwa simelana lalokho konke kulungile kodwa ngokombhalo siyathola indawo eyodwa kuphela yikho lapho uJesu ababusisa khona ngokwakhe lokho ngiza kubala inkosi ithanda khona ekhona elizwini lakho siyathola kuLuka ongcwele ngiyakholwa yisahluko 10 futhi siqala ngendima 13 futhi baletha abantwana abancane kuye ukuze abaphathe futhi abafundi bakhe babakhuza bona labo ababalethayo kodwa lapho uJesu ekubona lokho wathi ukuthela kakhulu futhi wathi kubo vumelani abantwana abancane ukuba baze kimi futhi lingabe nqabeli ngoba ungowabanje umbuso kaNkulunkulu ngiqinisile ngithi kini ilola lo ongamkeli umbuso kaNkulunkulu njengomntwana omncinyane kasoze angene kuwo futhi wabathatha wababeka engalweni zakhe futhi wabeka izandla zakhe phezukwabo futhi wababusisa lokho kuhle na wathi manje umelani abantwana abancinyane ukuza kimi lingabe nqabeli ngoba kungowabanjalo onjengalo mntwana omncinyane kungumbuso kaNkulunkulu futhi wabathatha engalweni zakhe futhi wababusisa manje sizathanda kangakanani lokhu kuse nxa singaba noJesu ehlezi ebuntwini lapha kuplatform uthi Nkosi ungabusisa umntanami oh okuyi okwamehlo ethu abantu lezi nhliziyo zethu zilangazelela ukukubona lo kodwa ulapha kungenani ngoba wasinika umlayezo wokukwenza futhi njengoba sesikwenzile kanjalo uyakunanzelela siyemukela labo abathuma yemukelani lo amthumileyo uyabona ngakho ulapha lokhu kusa futhi nqa udade wethu Gethi engabuya phezulu kupiano futhi akhalise ingoma yethu yakudala esasijwayele ukuyihlabelela isikhathi eside esedluleyo lay balethan abancinyane kuJesu ngiyakholwa kusebhukwini lapho kwenye indawo kangilaqiniso lethan abancinyane kuJesu futhi nqa ulomntwana umntwana omncinyane ongakazi anikele futhi ufuna
ukumnikela lokhu kusa ngani sizathokoza ukukwenza futhi kungaba khona abachumayela esakhiweni abachumayela bangafuna nje ukubuya phezulu futhi bame kanye lathi lapha lapho sinikela laba bantwana enkosini singathokoza ukuba lana lapho lisiza kulungile ngabe ikhona ebhukwini lapho uyayithola mfowethu Neville yayikho lapho kulungile bangaki abayaziyo baletheni kulungile kasiyihlabeleni kathesi wonke umuntu ndawonye lapho umama beletha abantwana babo kulungile kulungile
letheni ba letheni ba letheni libabusise enkundleni yesono baletheni baletheni letheni abazulayo kuJesu baletheni 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 libasuse enkundleni yesono baletheni baletheni letheni abancinyani kuJesu singakhothamisa amakhanda ethu okwesikhatshana baba wethu osezulwini kumile elathini lokukusa kume omama labo baba bebambe inzalo zabo ezincinyane engalweni zabo wena obanike ngomusa kubo balokubonga kakhulu ngabo Nkosi futhi babaletha phezulu lapha elathini lokukusa endlini kaNkulunkulu ukuzobanikela ukunikeza impilo zabo kuwe wena uphile futhi siyakhuleka nkulunkulu ukuthi uzakondla futhi ubusise munye lamunye wabo bakhokhele futhi makuthi ingilosi ezilindayo zikaNkulunkulu zibakhangele munye ngamunye banike impilo ende yokuthaba lokujabula mabakhule babe ngamadoda labesifazana bakaNkulunkulu bakusasa nxa ikusasa ikhona uNkulunkulu siyakhuleka ukuthi uzaphakamisa abachumayeli labaprofeti labafundisi labafundisi phakathi kwaleli qembu labantwana labo abaselathini lokukusa futhi lapho sesibadala futhi sesingasayindawo omunye umuntu uzafanele asisuse kwenye indawo asise kwenye indawo makuthi senelise ukuma futhi sizwe ivangeli lithunyayelwa yilaba abalapha lamuhla siphe khona Nkosi futhi ngolunye usuku oluyinkazimulo lapho konke sekudlulile impilo zethu seziphelile abazali laba abaselathini masibe njongo Jakobe wakudala lapho ebusisa bonke babantwana bakhe futhi wabatshela lokho isiphetho sabo esiza kuba yiso esukwini lokugcina khona ke ekhangele phezulu wathi liyazi sengiza kubuthaniswa kanye labantu bam ukuthi ngolunye usuku lwenkazimulo yena layo yonke inzalo yakhe ukubuthaniswa ndawonye ezweni elingcono akumangalisi uBhalamu wathi makuthi isiphetho sam sokugcina sibe njengesakhe uNkulunkulu ngiyakhuleka ukuthi uzakupha izibusiso lezi phezu kwabazali futhi kathesi lapho sisiyabeka izandla phezu kwabo kuyisimangaliso ukuthi ukwenze kwathobeka kanganani Nkosi ngokuthi thina abantu balumhlaba sibe lethuba lokubusisa abantwana abancane ebizweni lakho sisazi lokho ukuthi lokho esikucelayo siyakuphiwa lapho sisiyababusisa makuthi uJesu umuntu ongabonwayo olamandla wonke ameduzane futhi abusise umntwana wonke lapho sibeka izandla zethu phezu kwabo futhi sibanikela kuye ngoba siyakucela khona ebizweni lakhe amen umfowethu Glenn Funk ulabantwana bakhe abancane abathathu ukunikelwa enkosini endlini encane phesheya le ezweni lasenyakatho wangithembisa lumntwana baba makuthi izibusiso zakho ziphumule phezu kwakhe Joseph mfana wami ngiyakunikela kuNkulunkulu futhi makuthi impilo yakho ibe isibusiso mawube ngumprofeti Joseph makuthi umusa kaNkulunkulu uphumule kanye lawe. Magut uNkulunkulu kaBaba wakho, iNkosi uJesu Kristu, ahlale ekubusisile, enze impilo yakho ibe yisibusiso kwabanye. Ebizweni likaJesu Kristu, ngiyambusisa. Amen. Liyabathanda abantwana abancane. Enye into mayelana ngensane ezincane ukuthi umama ngamunye efuna umntanakhe abusiswe.
Manje iyo indlela ubaba wethu wasezulwini ayiyo kithi. Abadala lokho kusa ufuna omunye namunye wethu abusiswe. Uyasinikeza phambi kwento ethile abe sesiqubela nje njengokuthi nanku ngifuna ukuthi ubusiswe mntanami.
Akamangalisi na? Ngakho singathakazelela ubaba wasezulwini olomusa njengalokho. Manje ezibusisweni zabantwana abancinyane, yazi bengibala nje lapha embhalweni ngolunye usuku, kwenye indawo khona lapha bekukutestamente elidala ukuthi into enkulu leyo engathakazelelayo ngeqiniso ukuyibala nansi lapha khona lapha. Futhi uNathaniel wathi kuDavida, yenza konke okusenhlizweni yakho ngoba uNkulunkulu kanye lawe. Bona, yenza okusenhlizweni yakho.
Futhi izikhathi eziningi ngithola lokho mngani ongumKristu ukuthi ngikhulume izinto ngingazi lokho engangiza kutsho, futhi ngithole ukuthi kuyenzakala lokho okuchoyo.
Kwachiwo ngesinye isikhathi uJesu wabuya esehla entabeni futhi wabona isihlahla esasingelalutho kiso, amahlamvu nje kuphela, futhi kwakungela sithelo, futhi wathi akula muntu oza kudla kuwe kusukela lapha. Futhi ngosuku olwalandelayo esedlula, abapostoli babona amahlamvu esebunile, wathi khangelani isihlahla sibune masinya kanganani. uJesu wathi, woba lokholo kuNkulunkulu. Iloba yini into oyifisayo, lapho ukhule kholwa uyayamukela futhi uzakuba layo.
Futhi loba ziphi izinto ozichoyo, uzakuba lalokho okuchoyo.
Cabanga ngalokho. Oh, futhi mhlawumbe lamuhla umoya ongcwele omkhulu kaNkulunkulu umile lapha elathini uthi, awu, akudingi ukuba kucecisiwe, akudingi kube indawo enkulu ebukekayo. uJakobe wadonsa ilitshe kwesinye isikhathi futhi wabeka ikhanda lakhe kilo, futhi lokhe likhunjulwa lamuhla njengelitshe lesikoni, kumbe ilitshe lesikoni, ukuthi amadoda amakhulu omhlaba lokhe belithwala lelo litshe indawo ngendawo ukuze amakhosi agcotshwe ubukhosi phezu kwelitshe leli, ilitshe elijwayelekileyo nje elisensimini. iBethe kwakuyinqumbi yamadwala agadaniswe elinye phezu kwelinye, futhi kwaba yindlu kaNkulunkulu, indawo yokuhlala.
uJakobe wathi,
le akusiyo enye indawo kuphela, indlu kaNkulunkulu, inqumbi nje yamatshe egadene. Ngakuthathi izinto ezinkulu ezilungisiweyo, kuthatha ubulula lokholo. Ukukholwa yilokho okudingakalayo, yikho lokho okukwenzayo. Manje sisazi ukuthi isikhathi siyaphangisa ukubaleka, sizazama ukungaligcini isikhathi eside. Sisazi kuyachisa futhi ibandla liminyene. Ngakho ngizakhuluma nje kini okwesikhatshana lokhu kusa endabeni encane lapha leyo enga ngiyathemba iza kuba lusizo kuwe. Futhi kates ngiphambi kokusuka ngekhaya, bhale phansi izinto ezintathu kumbe ezine ezincinyane, ngathi ngizalindela futhi ngibone lokho iNkosi eza kungipha ngikhulume ngakho lapho sengifike phansi lapho. Ngibhale phose izinto ezincinyane eziyisithupha phansi lapho, indantshana ezincinyane, futhi ngibhale eyodwa ngayibeka esikhwameni sami njengalokho. Ngacabanga, awu, lapho ngifika kupulpit, mhlawumbe uzangitshela enye into yokukhuluma ngayo. Manje ngikude nje njengalokho engangiyikho phezulu lapho. Ngakho kungenani ngizabala umbhalo lapho iNkosi isisize ukuzwisisa. Isahluko 14 sikaLuka ongcwele, futhi kasiqaleni phose eyamajumi amathathu, indima 31 yesahluko 14 sikaLuka ongcwele. Kumbe yiphi inkosi eza kuya kwenza impi leyinye inkosi ingaqali ihlale phansi futhi ibuze loba iyenelisa lenkulungwane ezilithumi ukuhlangabezana laye lo ozayo ukuzamelana laye kanye lenkulungwane ezingamachumi amabili. Kumbe uba kungenzeki lapho ingathi kumbe ingathi isekhatshana thumele phambili amanxusa futhi icele okokuthula. Kunjalo ke ilo lalowo kini ngifuna linanzelelise manje okokuqala what kungumfanekiso what manje kule nkosi ezayo futhi kulamasotsha aziyinkulungwane ezingamachumi amabili futhi le inkosi izohlangana layo futhi kule nkulungwane ezilichumi zamasotsha kuphela. Ngakho ke okokuqala uyahlala phansi futhi abuze nxa elungiselele loba engakwenza kumbe hatshi. Kulungile. Owenu lo ongalahliyo konke lokho alakho angeke abe ngumfundi wami. Manje makuthi inkosi ingezelele izibusiso zayo kuleli lizwi, manje singakhothamisa amakhanda ethu okwesikhatshana nje. Baba wethu osezulwini, wena okwazi izinto zonke futhi unganaki isimo somuntu, ngoba uyini umuntu ukuba umnake yena. Wenza umuntu futhi unjengeluba lasemasimini lamuhla muhle sasa uqunyelwa phansi uphoselwa esithandweni futhi abune. Futhi ngiyakucela Nkulunkulu ube lesihawu kithi lamuhla futhi ilo lalo azihlole lamuhla. Silapha njengasendlini yokuqondiswa, silapha ukuze funda lokuba kwazi ukuthi siphile njani futhi makuvele elizwini lakho lamuhla. Oh Nkulunkulu olaphakade, abaningi babantwana bakho sebebuthene phakathi futhi abaningi babo bebengabantwana bakho okweminyaka. Kodwa njengalokho siyaphenduka sonke endlini kaNkulunkulu ukufunda ukwazi ukuthi mina inceku yakho ngifisa ukwazi okunenge mayelana ngawe. Futhi ngiyakhuleka ukuthi uzaletha ukuphefumulela kwevangeli phezu kwethu sonke, phezu kwenceku yakho, futhi lokuthi ubukho bakho uthi busiphefumulela thina. Kulesi isakhiwe kuzakuba kukhulu lamuhla ukuthi sizachiya enhlizweni yethu sifisa ukuba zinceku zakho ezingcono, ukuthi kuzakuba lusizo kithi ukuba lapha. Oh Nkulunkulu olesihawu, siphe izibusiso lezi ebizweni likaJesu indodana yakho. Amen. Manje makuthi inkosi ingezelele izibusiso zayo elizwini lapho silibala. Ngifuna ukuthatha udaba lokhu kusa ukuthi imimoya eyengayo kumbe ilizwi likaNkulunkulu. Manje kunjalo ke indaba engajwayelekanga kodwa ikuba ikuthi usethebhaneke futhi olwesithathu olwedluleyo ebusuku isonto edluleyo ekuseni ngangikhuluma mayelana ngejubhili encane yevangeli. Futhi olwesithathu olwedluleyo ebusuku ngangichumayela ngowesifazane owaye lomqele phezu kwekhanda lakhe kumbe walahlekelwa ngolunye bezinhlamvu zendibilishi futhi wayethanyela indlu ezama ukuludinga phambi kokuba indoda yakhe ibuye. Futhi ukuthola ukuthi owesifazana lo wayengumfanekiso wesifazane wempumalanga futhi wayemela ibandla. Futhi isibopho somshado sasijwayele ukungagqokwa emunweni, sasigqokwa ekhanda silezinhlamvu zesiliva eziyisifica munwe munye phakathi kwaso. Futhi lapho owesifazane esiba isifebe babekhupha lapho uhlamvu olulodwa lesiliva futhi kutshengisele ukuthi wayeyisifebe.
Futhi ke owesifazana lo wayelahle olunye lwezinhlamvu engayisiso isifebe,
kodwa indoda yakhe yayiphumile futhi wayezama ukuphangisa ukuthola lolo hlamvu ukulubuyisela emqeleni wakhe, ngoba lapho indoda yakhe isiza wayeza kuba kwazi ukuthi ubanjwe ebufebeni. Futhi kuza kutsho ukudilika komuzi lokunjalo futhi ngabeka lokho okwesikhatshana ebandleni lalahlekelwa izinto eziningi ezinkulu futhi isikhathi sokuthi ubaba abuye ngakho kufanele sizidinge. Manje sisazi ebandleni lasethebhanekeli lethu futhi ngifuna ukukhuluma ngemimoya eyengayo leyo ezakube ibizwa ngokuthi ubudimoni. Lizwa okunenge mayelana ngamadimoni awalezinsuku, kodwa uzwa kancinyane ngokuthi uwaxotshe njani. Thina sonke siyakwazi kahle ukuthi kulabo develi, kodwa into elandelayo ukuthi uyixotsha njani leyo nto. Futhi manje kule sisiba ngomusa kaNkulunkulu amathuba amanele okusebenza lezinto lezi ezibizwa ngokuthi amadimoni. Futhi hlangana lawo kuplatform yasekuhambeni kwansuku zonke. Futhi ngani ngizathanda ukukhangela embhalweni lokho kusa, futhi sifumanise ukuthi lezo zinto ziyini. Manje sikusebenzisile enkonzweni yosiliso, hleli kuseceleni losiliso, imvukuzane ithumba umntwana welihlo, ufuba, zonke lezo zinto kayisizo zinto zemveni, zingezikamoya futhi kungamadimoni. Umbhalo uyaqinisa ngokusobala lokho, kodwa lawo ngamadimoni emzimbeni lezimila njengemvukuzane ilempilo phakathi kwayo, kuthi impilo yalokho lidimoni. Isimila somntwana welihlo, ukusabalala kokufa, iminye imikhuhlane ngamadimoni, leyo esesimeni senyama. Manje lokhu kusa siza kukhuluma, khuluma ngamadimoni esimeni sikamoya emphefumulweni, asemphefumulweni ngendlela efanayo emzimbeni. Futhi silakho ukuvuma ukuthi siyawabona emzimbeni yabantu njengabomvukuzane lemikhuhlane ehlukeneyo, leyo esemzimbeni womuntu. Kathesi nje ngisho imvukuzane isimenyezelwe ukuba ngumkhuhlane wesigaba sesine, ukuthi ukwesinye isigaba sibili yibudimoni. Wonke umkhuhlane ngumkhuhlane wesigaba sesine, isiqalo sawo. Manje kodwa manje imvukuzane emzimbeni kumbe imvukuzane emphefumulweni, idimoni lingangena kuloba yiphi indawo. Manje kulezikhathi eziningi labantu abanenge abalemicabango emihle yokuthi labantu abalungileyo abazamayo izikhathi eziningi ukuphumula phezu kwesayensi yezenkolo encinyane abalayo, kumbe enye into abayifundiswayo kusukela ebuntwaneni. Futhi ufumane ukuthi phansi ebuntwini babo, phansi emphefumulweni wabo, ukuthi lokhe belenye into engalunganga. Lina abanengi balapha lokhu kusa kungela ukuthandabuza, loba ngapi othola amaKristu ebuthene ndawonye, uyafumana abantu abalaleyo moya phakathi kwabo ukuthi baya akufiseki kabayifuni, bathi oh, nxa ngingachiya ukuqamba amanga, nxa ngingachiya inkanuko, nxa kuphela ngingachiya lokhu kumbe lokhuyana. Manje labo ngodeveli, futhi manje babuya esimeni senkolo esikhathini esinengi. Njengokuba yisikolo sesono, sokuyisikhathi sokufundisa ngakho, kasikhangeleni kulokho. Manje abuya esimeni senkolo esikhathini esinengi. Manje empalweni kwakulendoda obizo kuJehoshafati, indoda enkulu, indoda yenkulu. Futhi yena uJehoshafati eyinkosi yakoJuda, futhi waya phansi ku-Ahabu inkosi yako-Israyeli, futhi bazisonga ndawonye, futhi benza ubungane omunye lomunye ukuya kulwa eRamoth Giliyadi, futhi bakwenza bengazange baqala bakhuleka. Oh, nxa abantu bengananzelela kuphela. Yikho ngize lokhu kusa, futhi ngalicela ukuthi lingikhumbule lapho ngisiya phesheya kolwandle ezintweni zonke. Khuleka. Omunye umuntu wabuya ngolunye usuku futhi wathi, mfowethu Branham, ucabanga ukuthi kubi ukwenza into ethile? Ngathi, kungani ungibuza ngakho? Bona, nxa kulombuzo engqondweni yakho kujiye kunjalo, ungakwenzi la kancane, hlala nje lalokho. Lapho uqala ukwenza loba yini, futhi nxa kungumbuzo wokuba kuhle kumbe kubi, hlala khatshana lakho, ungangeni kukho la kancane. Khona ke uyakwazi uqondile. Manje zonke izinto kufanele zenziwe ngomkhuleko kuqala. Dinga kuqala umbuso kaNkulunkulu lokulunga kwakhe, futhi lazo zonke ezinye izinto ziza kwengezwa. Ngiqinisekile sibili lokhu kusa, nxa amadoda labafazi bengangena kuphela endaweni lapho umphefumulo wabo ukucabanga kwabo isimilo sabo singaphelela emehlweni kaNkuluNkulu. Lokho kungaba ngelinye lamabandla alamandla aseke abakhona. Khangela nje isikhatshana kokwenyama. Manje thina si lezikhathi ezinene silakho okweminyaka silalokho esikubiza ngokuthi umtshina wokubamba amanga.
Ungawufaka phezu kwesihlakala sakho ukubeke ekhanda labo futhi ungangena phakathi lapho futhi uzame ngokwenelisa ukwenza amanga azwakale njengeqiniso futhi kuzatyengisela ukuthi ngamanga sonke isikhathi.
Ngoba umuntu genzelwanga ukuqamba amanga. Amanga yikukhohlisa, into enzima, into embi. Ngingangcono ngibe lesidakwa kanye lami loba nini kulo muntu oqamba amanga. Bona umqamba imanga futhi umzimba wakho kawenzelwanga ukuqamba amanga. Kungenani ukuthi ugcwele isono okunganani lokhe ungumntwana kaNkulunkulu owonileyo. Umuntu oyisoni esedluliseleyo kuleli dolobho namuhla uNkulunkulu kazange akwenze ube lesono. Wayefuna ube yindodana kumbe indodakazi yakhe, wenziwe emfanekisweni wakhe yena. Kodwa isono sikubangele ukuthi wenze lokho. Futhi loba kanganani ongazama ukulingisela futhi uzame ukwenza amanga akhangeleke eliqiniso balethulusi yesayensi etshengisayo ukuthi ngamanga.
Ungakutsho ngobomsulwa bonke ongafuna ngabo, kodwa kuza kube lokho kutshengisela ukuthi kayisikho.
Ngoba kukhona unembeza phansi emuntwini futhi unembeza lo uyakwazi okuliqiniso futhi kungelani lalokho okuchoyo phandle lapho. Lo nembeza uyakwazi ukuthi kungamanga futhi uza kukhomba kunembeza waphakathi. Ngakho ke nga indoda kumbe owesifazane bengathatha imicabango yabo futhi lobufakazi babo lempilo zabo zibe semzileni loNkulunkulu. Amen. Kuze kuthi indlela kamoya ongcwele iza kuba munye loNkulunkulu. Ngokuphelele kuyini okungathatha indawo? Nga owesilisa lowesifazane bengangena emzileni lapho kanye lenkululeko evela enhlizweni yabo kanye lokholo oluvela ngangaphakathi. Abantu abanele bayabuya eLatin ukuzokhulekelwa balokholo lwenqondo. Bayavuma izono zabo futhi bajoyine ibandla ngokukholwa kwenqondo. Bayakukholwa engqondweni yabo. Bayakukholwa ngoba bakuzwile. Bayakukholwa ngoba bayakwazi kuyindlela enhle. Kodwa kayisikho lokho uNkulunkulu akukhangelayo. Akakhangeli ekholweni lwakho lwenqondo. Ukhangela enhlizweni lapho kungaphakathi uNkulunkulu. Futhi lapho kusiza kuvela enhlizweni izinto zonke zenzeka. Khona ke isivumo sakho siyahlangana lempilo yakho. Impilo yakho ikhuluma kakhulu njengalokho isivumo sakho sikwenza. Kodwa lapho isivumo sakho sisitsho enye into futhi impilo yakho iphile okunye kulenye into embi kwenye indawo kungenxa yokuthi ulokukholwa kwenqondo futhi hatch ukholo oluvela enhlizweni yakho. Futhi lokho utshengisela lokho phandle lapho lulwazi ngoNkulunkulu, kodwa phakathi lapho kulidimoni elithandabuzayo. Ngikholwa ekusilisweni kobuNkulunkulu kodwa kayisikho kwami. Bona kungaba njalo kodwa kangikukholwa. Uyakubamba? Ngaphandle uthi yebo, ngaphakathi unembeza wakho uthi hatshi. Leyo nto yesayensi ingatshengisa ukuthi lokho bekungaqondanga kukufakaze.
Nanzelela lapho amakhosi lawo ngaphambi kokusukuma kwakufanele ngaphambi kokuba uJehoshafati engekenzi ubungane lo abo kwakufanele ukuthi athi kuqala asikhuleke futhi sibone lokho intando kaNkulunkulu eyikho.
Nginika umtshumayeli, nginika umKristu, nginika umfazi wekhaya lo ongumKristu, nginika umlimi kumbe isisebenzi sefekithali esiza kubeka uNkulunkulu kuqala ezintweni zonke. Iza kutshengisa umuntu ozaphumelela kungenani nalokhu devil angakubeka kuye. Udinga uNkulunkulu kuqala. Kufanele kuqala sibe, kodwa kabazange bakwenze.
Babe mboziwe bonke ngoba u-Ahabu wayelombuso omkhulu okhanyayo futhi wayenze izinto eziningi futhi wayelobucwebe obukhulu. Igolide lakhe lesiliva lakhe wayengeyinkulu indoda ephumeleleyo kunjalo-ke engongakholwayo.
Futhi yikho lapho mhlaba okhona lamuhla yikho lapho imelika emakhona lamuhla yikho lapho amabandla amakhona lamuhla sesakhe amanye amabandla amakhulu angakazi akhiwe sike saba lezifundiswa ezilolongekileyo esingakazi sibe lazo sifundise enye yeze science zenkolo lokunjalo futhi safundela ukuhlabela njengengilosi kodwa njalo ke kulobu thakathaka kwenye indawo kulobu thakathaka ngoba baphume belandela imfundiso zabantu lemimoya eyengayo kulokuphenduka elizwini kaNkulunkulu bazama ukwenza izinto zihambelane njengomhlaba bazame ukubeka izibani ezikhazimulayo phezu kwakho njengeHollywood lapha ngolunye usuku inhlanganiso yesonto eyazakalayo isigaba seFull Gospel eAnkatsa City kumbe lingixolele eDenver emhlanganweni omkhulu yakha ibandla lamadola ayisigidi futhi lenkulungwane zamamishinari zimelele amasenti angamajumi amahlanu evela kuleyo nhlanganiso yesonto ukuhambisa ivangeli kumayeteni lokho esikufunayo lamuhla ngelengqondo yemishinari ethunywe nguNkulunkulu imvuselelo ezelwe ngumoya ongcwele leyo eza kuba lentshisekelo nguNkulunkulu ukufuqa khona phandle emaguswini phesheya lokwenzela uNkulunkulu ulutho kunokwakha amakhulu amabandla amahle futhi uzame ukwedlula umakhelwane ngingangcono ngikhonze endlini yokukhonzela lapho okuthanyelwe khona kumbe ikamelo lebhawa futhi ngibe le nkululeko kamoya ongcwele lothando lukaNkulunkulu luthisa ezinhlizweni kulokuhlala endlini zokukhonzela ezinkulu lezo esilazo emhlabeni futhi sibandezelwe phansi ngemfundiso zabantu lezi mvumo nkolo sifuna lamuhla imvuselelo enyikinyayo buyela eqinisweni buyela elizwini likaNkulunkulu njalo
manje la bephuma phandle la futhi kwakungemva kwesikhathi uJehoshafati eseqaqabukile futhi wathi kasizange awu kasibuzeni inkosi ngalokho
wathi kulungile u-Ahabu wakwenza futhi wathumela phansi futhi wathola ikhulu amakhulu amane abashumayeli abafundiswe kahle futhi wabaletha phezu lapho futhi wathi laba bonke ngabaprofetayo futhi ke basebengena emlingweni yabo futhi basebeqala ukubiza futhi bathi yebo lina hambani ngokuthula inkosi ikanye lani futhi ke emva kwabo bonke lapho abangamakhulu amane esephe ubufakazi ukuthi banele bahambe ngokuthula kanjalo ke uJehoshafati esazi liyakuzwa na bona phansi kuleyo nhliziyo elungile yaleyo ndoda kwakulenye into eyayimtshela kwakulento engamanga kuhle kwenye indawo enye into yayingalunganga up what manje silamakhulu amane la futhi bengqondonye bonke babo bathi hambani inkosi ikanye lani kodwa uJehoshafati wathi ngawusela omunye yedwa wathi awu sisamfunelana omunye yedwa ngemva kokuba silaba ngamakhulu amane bamadoda afunde kakhulu elizweni bonke bathi hamba lokho kwakungokwengqondo kodwa phansi enhlizweni kaJehoshafati wayesazi ukuthi kukhona okubi manje wathi silomunye yedwa kumikhaya kodwa wathi ngiyamzonda wathi uhlele esitsho into embi futhi enhlanhlata lapho engelamsebenzi wokwenza futhi usola amabandla la yonke into wathi ngiyamzonda wathi hambani emthatha futhi sibone aza kutsho futhi lapho uMikhaya esiza wathi bathi manje khangela uyatsho into efanayo labanye bonke wathi ngiza kuphela nanku lapha ngiza kutsho kuphela lokho uNkulunkulu akutshoyo amen kungenani lokho umprofeti wakho akutshoyo futhi lo akutshoyo nalokho ibandla lakho elikutshoyo nalokho abakutshoyo ngiza kutsho lokho uNkulunkulu akutshoyo uNkulunkulu akubeka endebeni zami futhi ngiza kutsho lokho akutshoyo esikufunayo lamuhla ngabo Mikhaya abanene abaza kutsho lokho uNkulunkulu akutshoyo nanzelela ngakho basebemhambisa phezulu lapho futhi wase sithi inikeni lobu busuku ngakho lobo busuku inkosi yahlangana laye futhi wasephenduka ukusa okwalandelayo lapha amakhosi amabili ehlezi esangweni wathi hambani enyuke kodwa wathi ngibone u-Israyeli njengezimvu ezihlakazekileyo zingelamalusi ngakho lo omunye umthumayeli eseqokile wabuya futhi wamchaya emlonyeni futhi wathi, yiphi indlela umoya kaNkulunkulu ohambe khona lapho uphuma phakathi kwami? Wathi, liza kukufumana lapho seliphenduka. Yebo. Wathi, lalelani lapho. Wathi, sizinceko zikaNkulunkulu, singamakhulu amane futhi wena uwedwa. Kodwa uMikhaya wathi, ngizalitshela lapho uhlupho lwenu olukhona. Amen. Wathi, ngibone umbono. Amen. Wathi futhi, ngabona uNkulunkulu ehlele esihlalweni sakhe, ngibone amabutho asezulwini emzungezile. Futhi siyakwazi ukuthi ilizwi likaNkulunkulu khulume isiqalekiso phezu kwalindoda kusukela ngendlela enze ngayo. Kawungeke ubusise lokhu uNkulunkulu akuqalekisileyo, kumbe udeveli angeke aqalekise lokhu uNkulunkulu akubusisileyo. Kuyindaba yomuntu ngamunye, kungenani lokuba umyanga kanjani, kumbe kulobuphukuphuku obunganani, kumbe ungaqedisisi kanjani, ungafundanga kanjani. Lokhu uNkulunkulu akubusisileyo ubusisiwe, lokhu uNkulunkulu akuqalekisileyo kuqalekisiwe. Yazi ukwahlukanisa lokhu okuhle nalokhu okubi. UMikhaya wayesazi kahle futhi kamhlophe ukuthi leyo kwakungeyisiyo inkosi eyayikanye labathumayeli. Awu, bekuyini uhlupho lalabo bathumayeli? Nanzelela lokho abakwenzayo. Babegqokiswe okuhle kakhulu, babedliswe okumnandi kakhulu, babebuye ndawonye ngamaqembu abo lokunjalo. Labo manyano yabo kwaze kwaba sendaweni abafika lapho ababekwazi kuphela isayensi zenkolo yabo. Futhi iBhayibheli lathi ukuthi uMikhaya lapho ekhangele umbono wathi, uNkulunkulu uthe, ubani esingamthola ongehla phansi futhi akhohlise u-Abo? Futhi umoya wamanga wathi, ngiza kwehla phansi lapho futhi yenge u-Abo ngabathumayeli lapho ukuba ngele u-Abo ahambe phandle lapho ukuze ilizwi likaNkulunkulu ligcwaliseke. Manje lamuhla abantu abaningi balalele. Manje isikolo sesonto ngiyasithanda. Khangela, abantu abaningi balalela emimoyeni eyenga kulokuthi bathathe ilizwi likaNkulunkulu. Imimoya esemhlabeni ingamadimoni futhi iyahamba ezindaweni futhi ingene phakathi kwabantu abathumayeli, iyangena phakathi kwamalunga ebandla, iyangena phakathi kwamadoda alungileyo futhi ayababangela ukuthi bakhulume futhi batho izinto futhi benze izinto futhi bafundise izinto futhi benze izinto lezo eziphikisana lelizwi likaNkulunkulu. Lamuhla abathumayeli bamabandla abo bavumela abantu babo ukudlala amakhasi ebandleni abaningi babo. Manje akusikho iKatolika kuphela, kulamaProthestanti amaningi abakwenzayo lokho. Lokho abazame ukukwenza ukungenisa enye into, bazame ukwamukela amaqinga amatsha, bazama ukwamukela imfundo ukuthatha indawo kamoya ongcwele, kalisoze likwenelise ukukwenza. Kungenani lokuthi umuntu wenu ufunde okunganani, ngicabanga kuyinto enhle kuye ukuthi abe ngofundileyo kodwa engela moya ongcwele. Kanye lalokho imfundo yakhe kayiyi kumenzela okuhle, imfundo kayiyi kuthatha indawo yokukhokhela kukamoya ongcwele. Amen. Nanzelela, bona endaweni yalokho bazame ukwamukela ukuxawulana izandla esikhundleni sesehlakalo sakudala esasisijwayele ukuba laso. Namuhla ibandla selibengele simanje manje, bayeza futhi banikeze isandla sabo sokunene sobudlelwano ukuthi yiyo indlela abenza ngayo. Kodwa akusoze kuthathe indawo yebhentshi labalilayo lesidala lapho izoni zibizwa futhi zizilungisisa kanye loNkulunkulu kunjalo. Namuhla bazama ukuthatha indawo yokwethumi kukaNkulunkulu, bazama ukuthatha enye into, bazama ukukwenza kwahluke. Baya phansi babe lemidlalo yamakhasi emabandleni, badlale imibhejo. Imibhejo kayisoze ithathe indawo yokwethumi kukaNkulunkulu. Okokudla kwantambama, ukuthengisa ingubo, imidlalo yokuzithokozisa, ukudinga imali yokubhadala izikwelede, ngakusoze kuthathe indawo elaphakade yokwethumi kukaNkulunkulu. Le minikelo ngakusoze kukwenze, kodwa kukanti sizama ukukwenza.
Kuyini? Imimoya eyengayo isehla phansi izama ukubeka ulutho esikhundleni selizwi likaNkulunkulu.
uNkulunkulu akala okokungathatha indawo yelizwi lakhe kulaphakade lanini nini.
uNkulunkulu kala lutho angalubeka esikhundleni sokholo. Ukholo kalula okungaluthathela indawo. Ithemba kaliyikuthatha indawo yokholo. Ukholo lulodwa lumalodwa. Kalisoze luthathe ithemba kalisoze lithathe indawo yalo. Ithemba isiqiniseko sezinto ezithenjwayo, ubufakazi bezinto ezingabonwayo. Kumbe ukholo lunjalo bengitsho bona. Ithemba lingenye into, ukholo lungenye. Ithemba liyakuthembela ukholo lulakho. Okunye yikukholwa kwengqondo futhi okunye kuyisambulo esivela kuNkulunkulu. Ngakusoze kuthathe indawo yakho. Siyazama kodwa senza konke lokho kokuthatha indawo. Sizama ukwakha amabandla amakhulu kulokuthi sithumele amamishinari okunye okuthatha indawo. UJesu kakaze agcobe umuntu ukuthi akhe ibandla, kalikaze ligcotshwe eBhayibhelini. Sabeka izikolo zamaBhayibheli, sabavumela lokho kwathatha indawo yamamishinari. Thina uJesu kakaze asitshele ukuthi sakhe izikolo zamaBhayibheli. Zilungile. Imfundo, sizama ukuthatha lokho kuthathe indawo. Ngakusoze kukwenze. Ukuthuma kukaJesu kwakuyiku kambani kuwo wonke umhlaba futhi lichumayele ivangeli kuso sonke isidalo okwesikhathi sokucina. Ngakho konke okuthatha indawo esilakho akasoze kuthathe indawo yokuqotho. Ngolunye usuku ngaba lesehlakalo sokuthatha indawo, ngaba lezinyo elibuhlungu okuqala. Kwakufanele ngikhuphe izinyo, lokhu kusangelezinyo lokufakela inamathele phakathi lapho. Ngikhuluma nzima, alisoze lithathe indawo yalelo eliqiniso. Hhayi thina umzali, oh mina bo, ungathatha umuntu futhi umgqokise umenze ngesigodo itshoko loba yini okufanayo futhi umlungise kangako sibili, akalamizwa, akalanembeza, akasoze athathe indawo yomuntu woqobo loba inguquko yokufanisela ezayo futhi ithi sengijoyine ibandla ngizazama ukwenza ngcono. Kayisoze ithathe indawo yenguquko eqotho yesidala yomoya ongcwele ethunywe nguNkulunkulu eyenza umuntu ahluke enhlizweni yakhe. Ngakungeke kukwenze ngoba kakula mpilo kikho, kakula lutho olokumnika impilo. Lapha kungasikude ngabona umdwebu omkhulu lo owayelethe lokhu umbazi bengisitsho lo owenza umpikitsha kaMose. Kangikwanisi ukubiza ibizo lakhe kathesi. Umdwebi wesigriki kwamthathela impilo yakhe futhi lapho esekufikise khona lapho ayecabanga ukuthi sokuphelele waba ledlabuzane ngomfanekiso kaMose. Ngakho wasechaya idolo lakho futhi wathi khuluma Mose.
Kwakukhangeleka kuqotho, kwakufanekisiwe kuphelele, kwaze kwakhangeleka kakhulu njengoMose emcabangeni wakhe ukuthi wachaya ngesandla ukukwenza kube lomuzwa.
Kubeka engqondweni ngebandla kungenani ukuthi ubeka esikhundleni okunganani, ikhulu kanganani ibandla olalo, uhlabela kuhle okunganani, ingoma zakho liqoka kuhle okunganani ibandla lakho, lokuthi ulokunenge okunganani olakho, lokhu lokhiya kumbe okunye ungachaya uzwe loba yini. Kakusoze kuthathe indawo yempilo
kuze uKristu ehle phansi esimeni sikamoya ongcwele kulelo bandla kuthi alinikeze isehlakalo esitsha sokuzalwa ngokutsha. Kakusoze kuthathe indawo yelizwi likaNkulunkulu. Ilizwi likaNkulunkulu limalodwa.
UMikhaya wayelelizwi, wayekwazi ukuthi wayelelizwi, wayelelizwi lilotshiwe, wayelalo langombono njalo. Wayesazi lokho uNkulunkulu ayekukhulumile elizwini lakhe. Wayesazi lokho uNkulunkulu ayekukhulumile ngombono. Kwabuya ndawonye kokubili, wazi ukuthi kwakuliqiniso. Ngakho ke wayengesabi. Kodwa lumoya oyenga, khangela lokho okwenzileyo lamuhla. Ukwenza amalunga amabandla amanengi, ukwenza amalunga angcono awebandla, iwisele phansi imigoqo kuze zonke indlela zemfundiso yesidala kamoya ongcwele.
Yavumela amadoda ukuba lamaphathi obungane omunye lomunye phandle endlini yangaphansi lapho abadlalela khona imidlalo.
Lokhu ngakusoze kuthathe indawo yendlu yaphezulu lapho ababe khulekela umoya ongcwele. Yavumela abesifazane ukuza ndawonye bakhulume inhlekisa futhi lezinto futhi babe lembhedo ebolileyo engatholutho. Lokho kakusoze kuthathe indawo yomhlangano womkhuleko. Abesifazane indlela abaphuma ngayo futhi bagqoke lamuhla kuyisinengiso.
Yezwa isitsho leso umfowethu Neville asenzayo, wathi abantu beMelika abadubekayo wathi sebethumele impahla zabo zonke phesheya kolwandle kunjalo bahamba-hamba lezambatho zabo zangaphakathi
baya kunjalo bazinika amamishinari ngoba amamishinari abantu futhi lamayedeni kwelinye ilizwe bazigqokile laba bantu bahamba bengelazo kukhanya njengokuthi bayakuthanda ngiyalitshela kulenye into ephambukisiweyo futhi yikho ukuthunyayelwa kwevangeli lenkosi uJesu Kristu ngamadimoni alihlubula izigqoko zenu kakukaze kube lo muntu kodwa oyedwa eBhabhilini lo owake wadabula impahla zakhe leyo kwakuyindoda eyayithunjwe ngamadimoni futhi uza ngesimo esipholileyo lamuhla sengathi ulobuntu sengathi muhle sengathi kulungile kungumkhathi oqandelelayo futhi kuza kwenza uqandelele nxa ungakhupha izigqoko zakho amadoda ehamba-hamba emagumeni futhi begqoke okungaphelelanga labesifazane ngokufanayo ngani selifika lapho kungasela khona inhlonipho ngangokuba kungela ezinjeni eyinye kweyinye luyini uhlupho kangizama ukulizisa ubuhlungu ngizama ukulitshela kuphela kuyikuthunjwa ngamadimoni futhi lilalela imimoya eyengayo elitshelayo lokho kulungile kodwa kungamanga uhlamvu lwengqoloyi luthela ingqoloyi kuphela nxa ungumkristu kawusozi ukwenze lokho kawungeke ukwenzi kawungeke nje ukwenzi uloku ukholwa kwengqondo futhi uthi umfowethu Branham ngiyalikholwa ibhayibhile impilo yakho iyatshengisa ukuthi kawukukholwa amen
imimoya eyengayo imelana lelizwi likaNkulunkulu
wayekwazi lapho ayemekhona uMikhaya wayekwazi wayelelizwi likaNkulunkulu wayendoda engadumanga akula muntu wayemthanda ngoba wayekhuluma iqiniso lanxa babethanda abathumayeli laba manje enye into esithethe indawo ngiyakholwa futhi ngicabanga ukuthi loba ngubani olesehlakalo loNkulunkulu kumbe owesifazana ulakho ukuba lamadlabuzane kancane ngiyakukholwa khona kunjalo kodwa liyazi ukuthi sebethethe esikhundleni amadlabuzane kulo babhathizo lukamoya ongcwele bayaphongu letha umsindo omnengi futhi kungelalutho phakathi kwawo phila ngcwele njengoba uphila ngomsindo khona ke uzakuba kahle amadlabuzane alungile sibili ukwelula umzimba kulo sizo oluncinyane
kodwa imimoya eyengayo isingena phezu kweqembu labantu abangcwele futhi sebabenze bathembela nje ekutheni ngoba ngiyamemeza kumbe ngoba ngiyadansa ngoba bangenza amadlabuzane
le ndoda endala phansi lapho induna yabo bonke abaprofeti abathumayeli wayeqinisekile ukuthi wayelungile ukuthi wazenzela impondo ezimbili wadansa indawo yonke wabangela isiyalu yalu esikhulu wayezafuqa elinye lamabutho e-Asiriya phandle kwelizwe kodwa kwakungamanga elizwi likaNkulunkulu lalikhulume okwahlukileyo amen bona ungaba lamadlabuzane ngokuyikho nxa ulohlobo lohambo oluhle ngemva kwakho uhlobo oluyilo lwemizwa luhambisa amadlabuzane akho uDavida wadansa phambi kwenkosi futhi umkakhe wamhleka futhi uNkulunkulu wakhangela phansi esezulwini wathi David uyindoda esenhlizweni yami uqobo kodwa injongo zakhe zaziqondile impilo yakhe yayiqondile ngemva kwakho
ngakho ngenxa yokuthi nje singaba lamadlabuzane akutsho ukuthi sisindisiwe ngoba siyahamba ebandleni akutsho ukuthi sisindisiwe ungayikholwa leyo mimoya eyengayo umoya kaNkulunkulu weqiniso ilizwi likaNkulunkulu leqiniso kuliqiniso likaNkulunkulu okuyimbewu kaNkulunkulu lizaletha uNkulunkulu empilweni yakho iba lobu uNkulunkulu ungongcwele ungcwele phakathi kwabantu abaningi sithola lapho amadlabuzane lokunjalo kuba lokuhleba lokunyeya lazo zonke izinto ezingelabo uNkulunkulu mfowethu leyo yi-asidi yesibabule ebandleni kungamandla amadimoni umoya wamadoda labafazi labo abangena phakathi komunye lomunye futhi bayazame ukusola uthi lokhu kakulunganga lalokhu akulunganga lalokhu yana kulunganga nxa ungakulandelela usehla kasifica munye omunye phakathi kolithumi nguyena umuntu owenza inhlokomo ongalunganga amen uNkulunkulu uyazonda ukungezwani phakathi kwabazalwane ngoba ngohloniphayo ngoba ngongcwele thanda uNkulunkulu umelaye futhi lapho kuphela usazi impilo yakho ukuthi ihambelana kanye leBhayibheli kanye lobumsulwa benhliziyo ubumsulwa bomcabango uthando kumfo wenu uzama ubungcono bakho
ukwakha umbuso kaNkulunkulu futhi usenza lezo zinto ugqoka kuhle uphila kuhle ukhuluma kuhle usiya endaweni ezinhle khona ke ungaba lawo wonke amadlabuzana ofuna ukuba lawo futhi wonke umuntu uza kukholwa uJesu wathi ulisawuto lomhlaba nxa isawuto seliduma galisa sizi lutho liphoselwa phansi futhi linyathelwe phansi kwenyawo zabantu nxa ulisawuto nje kuphela kakulunganga kodwa nxa ulokunambitheka phakathi kwa woba lisawuto futhi umhlaba uza kuma wena woba lisawuto baza kuma oh mina bo imimoya eyengayo ihamba amadimoni esifihlile khangela sisesukwini lokucina sisesikhathini sokucina umhlaba usulungiselele ukuza ekhanda lawo njengethumba elibomvu kwenye indawo lapho elizadubuka khona kwezinye zalezi insuku futhi imphakathi impuntshukele phandle kwalo sekube ngokungcolileyo ngakulamutho ongalipholisa balile umuthi balile ukwelatshwa uyathatha ithumba liphakama lapho futhi nxa ungathathi iphenisilini kumbe enye into ukukwehlula kumbe enye into liza kuqhubeka livuvuka lize lidubuke yikho lokho umhlaba okwenzileyo waqala kungasikude ukuyekelela basuka baya kumacebo amakhulu kakhulu imimoya yamanga yangena futhi yaqala ukutshela abantu lokho lokhiyana kumbe okunye sehlukana saba ngamakhulu ayisificamunwe munye futhi lezinye izinhlanganiso zamasonto wonke umuntu elombono owahlukileyo bathi sikholwa lokho sima lapho yikho kuphela esikukholwayo ngabavumeli umoya ongcwele ungene ngabavumeli abe lelungelo lokuhamba uNkulunkulu uleqo kulabantu labo abangamemezi khona ke wonke umuntu kwafanele amemezi balabanye abangakhuluma ngendimi khona ke wonke umuntu kwafanele akhulume ngendimi balakho konke kanje kuze kube yini kwangcoliswa ngempela ngemimoya iyenga abantu ukwenza lawo madlabuzana lapho kungela uNkulunkulu ngitsho phakathi kwakho khona ke bayaphuma phandle baphile loba iluphi uhlobo lwempilo abalufisayo ukuluphila futhi ke bakubize isiKristu futhi umhlaba uyahlala futhi ukhangele uthi awu khangela lapho ngiyasifananela labo njengoba ngishilo ngobunye ubusuku mayelana ngengulube mayelana ngesoni kawungeke usole isoni yisoni ungazami ukumguqula ungazami ukumtshela lokho lokhiyana kumbokunye uyisoni kwasekuqaleni uyingulube kwasekuqaleni kakwazi umehluko nxa engahamba emabhayisikopo futhi ahambe ngesonto futhi ebe sesiya emidlalweni yamabhola futhi abe sesenza zonke izinto lezi uyisoni kwasekuqaleni imvelo yakhe injengengulube ingulube endala iyangenisa amakhala ayo phansi kwenqumbi yomquba futhi idle intanga zonke kuwe la yonke into awu lokho uyingulube kawungeke umsole uyingulube yiyo indlela ngezulu kodwa lapho uhamba futhi uzibize uKristu futhi ungenise amakhala akho phakathi kanye laye khona ke kawukho ngcono kulaye kodwa wena udlulisile phumani phakathi kwakho yekelani umhlaba uhambe yekani uhambe vumela uNkulunkulu yekela kuhambe ngabe uyekela njani uhambe abantu abaneke bayamangala lamuhla besithi awu kowethu Branham ngabe uyekela njani kuhambe yakwazi lezwa okunenge ngokwesayensi yenkolo ngakho uyeke kuhambe abantu abanenge bayasebenza nje beginqa bezama ukuyekela kuhambe abantu abanenge bayabuya futhi bathi bengiza kuya ekuzileni kwensuku ezingamachuma amane ukuze ngenze enye into kawudingi ukuzila okwensuku ezingamachuma amane udinga ukuyeka umhlaba uhambe futhi lazo zonke lezo zinto zikadeveli futhi uthathe ilizwi likaNkulunkulu enhlizweni yakho kufanele ufundiswe ukuthi ukwenza njani lokho ngawukwenzi ngokweqa phezula phansi futhi ngawukwenzi ekuzileni kwensuku ezingamajuma amane ukwenza ngenhliziyo ezinikeleyo kusomandla uNkulunkulu njengomntwana omncinyane ngananzelela umntanami omncinyane ngemuva lapho unina ezama ukumgoqisa ijazana lakhe lokhu kusa wayefuna ukungenisa ingalo yakhe encinyane emkhonweni wayengenelisi ukungenisa ingalo yakhe phakathi lapho ngakwazi kwenziwa njani ufanele uqondise ingalo yakhe encinyane ufuna ukungenisa ingalo yakhe phakathi lapho kodwa ulokho ekhutha nje lapho akafiki emkhonweni uyakwazi akakho emkhonweni futhi lawe uyakwazi ukuthi kawulunganga kuNkulunkulu lapho usalokhu unyeya uqamba amanga usenza yonke into kawungeke ulunge kuNkulunkulu ngangilandaba mangaka amabandla ongenekiwe umphefumulo wakho uze uguqulwe mfowethu lokho yisidala kodwa lokho kuzabila phansi futhi ufake umsobho emphefumulweni wakho kulungile zama ukuhloma ingalo yakhe phakathi kufanele abe lomunye umuntu ukumqondisa ukuthi ahlome njani ingalo yakhe phakathi khona ke lapho esehlome ingalo yakhe ejazini lakhe elincinyane uyakwazi uselungile yiyo indlela okuyiyo ngomkhristu wonke ozelwe kutsha lapho engena sibili kuNkulunkulu uyakhangela impilo yakhe kanye lelizwi likaNkulunkulu futhi uyananzelela usemzileni kanye lalo lonke ulokubekezela ukuthambeka ukuthula ubumnene amandla ukholo uthando intokozo okuthula akazungezwa njengolwandle olukhathazekileyo akakhathazeki ngayo yonke into encinyane akayeqi lalaphayana njengesivimbo sembodlela olwandle olulomoya uhlalisekile inhliziyo yakhe imsulwa imicabango yakhe imsulwa inhloso zakhe zimsulwa akujongayo kuqondile futhi uyakwazi usemzileni kanye lelizwi likaNkulunkulu isihoko sonke ngeke simnyikinye uhlelwe lilizwi likaNkulunkulu ulothando lobuNkulunkulu ubumsulwa enhlizweni yakhe kuyo yonke indoda lowesifazane ule uzenqabele ezintweni zomhlaba zifile kuye akasazifuni futhi ngani wongeke wenze inkazana kamoya ongcwele igqoke lezo ziqoko ezikhangeleka zingelabo uNkulunkulu futhi aphumele phandle lapho kungelalutho hatshini umzana manje kakudingi ukuhamba uyemtshela uphambanisile ngoba akayi kukukholwa ngoba yikho kuphela akwaziyo lokho yintokozo yakhe owesifazana ogqoka lezo zinto ezincinyane bayaphuma ngentambama lapho nje amadoda esiza ekhaya beza nje ukuzocenta iguma ukuze futhi ngitshele kuyikho khona mfazi kangitsho ukuthi umubi kangitsho ukuthi kawulambeko kodwa kawunanzeleli dadewethu ukuthi umoya ongcolileyo usukubambile ukwenzelani ulenqondo ezeneleyo ukwazi ukuthi kakuqandeleli kuyatshisisa kulo moya ongcolileyo uthi mina ngahamba ebandleni uNebukadinezari wayendoda enkulu kodwa ngoba waziphakamisa uNkulunkulu wamnika umoya wenkaba futhi wamyekela wadla utshani okweminyaka ezikhombisa futhi lenzipho zeminwe yakhe zakhula njengabanye abesifazana abakwenzayo lapha kunjalo futhi wayesethunjwa ngamadimoni indoda yathunjwa ngamadimoni futhi yahlubula izigqoko zayo babengeke bamgqokise isigqoko liyabona lokho engutshoyo kuyimimoya eyengayo ibandla lakho liyavumelana la umthumayeli wakho uyesaba ukutsho ulutho esesaba ukuthi kalikubhadala okwethumi kwenu futhi yiso isizathu yilo uhlupho mina bo bakithi uza kuthumayela njani eqokwini lamaqe ngaphandle kokuthi uwaguqule futhi alunge kuNkulunkulu kwasekuqaleni bazagxelisa amakhala abo ezintweni ezifileyo sonke isikhathi lokho okudinga yikuthululela phandle futhi lemvuselelo yesidala ithanyele kusukela okhunjini kusiya okhunjini futhi wenze amadoda labafazi baqonde loNkulunkulu yekela izinto zomhlaba yekela lokho kuchumayela kokutotoza amen chumayela ivangeli uNkulunkulu watsho njalo nxa uthanda umhlaba kumbe izinto zomhlaba uthando lukaNkulunkulu kalukho kuwe abantu bengeqa phezulu laphansi futhi bememeze ubusuku bonke futhi bakhulume ngezindimi njengendumba zithululeka esikhumbeni senkomo esomileyo uphume khona phandle ukusa okulandelayo ulolaka olweneleyo ukulwisa isaha yomtshina uphume khona phandle futhi ukhulume enye into ebandleni ezabangela ibandla lonke ukuthi lehlukane akusilutho emhlabeni kodwa eyengayo imimoya yamadimoni sifuna ukubuyela elizwini lapho uNkulunkulu omsulwa engcwele amen kunjalo imimoya eyengayo imelana lelizwe likaNkulunkulu nansi indoda kungasikude
silo wesifazana omncinyane amakatolika abalichumi lambili khona lapho esikhathini sakhe sokucina ukuzala uyaphuma ezandleni zakhe lasebunzini lakhe nxa umthumayeli omuhle kamoya ongcwele ngacabanga leyo ndoda yayile mbodlela yayilento iphuma ezandleni zakhe ehamba hamba egcoba abantu ngakho isihawu kungumphiko uKristu ngangilandaba nga igazi liphuma emakhaleni akhe kumbe ekhanda lakhe kumbe ngapi mfowethu ngakulagazi elingathatha indawo kaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu yilo igazi kuphela engazi ulutho ngalo engabe lamafutha ethululeka esandleni esisodwa ewayini iphuma kwesinye kodwa nxa ukusebenzisa kuloba yiluphi uhlobo lwenkulu kungudeveli ukubona ukuthi abachumayeli bayawela njani izinto ezinjengalokho lokho esikufunayo ukuphenduka sibuye ebhukwini lobuholi sibuyele elizwini likaNkulunkulu leli yilo ilizwi likaNkulunkulu iBhayibheli elidala elibusisiweyo uthi awu yesaba ukuba yilokho mfowethu Branham yesaba ukuthi ngizalahlekelwa ngenye yenjabulo yami luyini uhlupho kawukwazi ukuthi injabulo kuyini ngithe ngangicala isidakwa ngokuphuma loku yadakwa yena unyukubele akakwazi yena uyavuka ekuseni yena ikhanda liyaduma kule babhalazi uyaphuma futhi azithathele amabili kumba amathathu amambodlela otshwala futhi aphume ayezithathela iwhisky lazo zonke izinto umkhotshi wegwayo omncinyane ehlale emva futhi abheme futhi avuthele ngamakhala akhe njengokuthi uyisitimela sempahla yikho kuphela ngangimsoli yiyo kuphela injabulo ayaziyo yikho kuphela azi ngakho uyingulube ngemvelo ihlazo kini elizitsho ukuba ngamaKristu futhi lithembe ezintweni ezinjalo okwentokozo lapho ivangeli likamoya ongcwele ingasolutho kodwa indlu yamandla eyodwa enkulu yentokozo ivangeli lomoya ongcwele liyikudakwa okuphelele kuye wonke umuntu olebhabhalazi unganathe evangelini likaJesu Kristu ugcwaliswe ngumoya ongcwele udakwa uze uthiye umhlaba amen injabulo engakhulumekiyo futhi igcwele inkazimulo kulokuvuselelo okuqhubekayo yikudakwa okuqhubekayo udakiwe imini lobusuku amen yilo ilizwe likaNkulunkulu ibandla liyabuya lapho lithathe okunye esikhundleni kumele babe lephathi encane lapho konke abaphuma baye ekhunjini ukuyazithokozisa iphathi yamakhasi ndawonye okobudlelwano kunjalo ukuba lomdanso kwesinye isikhathi kwenye indlu yelunga kwezinye isikhathi endlini ephansi ebandleni umdanso bebeka esikhundleni bezama ukuthola enye into engabasuthisa luyini uhlupho balixuku elikhulu lengulube kungenani bazingulube kwaseqaleni nxa bengahlangana loKristu bangaba lenjabulo ene lezo zinto zingafa ukwedlula iphakathi laphakathi kobusuku kibo ivangeli udakiwe emoyeni intokozo engakhulumekiyo futhi igcwele inkazimulo ungaqali isoni woba lesihawu kuye umyeke aqubeke futhi ebhema ingidi yakhe myeke anathe utshwala bakhe myeke abe lephathi yakhe yamakhasi yiyo intokozo yakhe ungamsoli esiza ngekhaya layo yonke into ediniwe futhi ekhathele ufuna intokozo into yakho yokwenza ikuphila impilo elobuNkulunkulu ukuthi ungamtshengisa ukuthi ivangeli lithwele okuphindwe kazinkulungwane ezilithumi ukwedlula lokho kuye futhi nxa esifa ekuleso simo uza kuye esihogweni ngotshwala bakhe yikho ukudakwa kukadeveli nxa engafa erhotsha kuleyo ngidi endala uNkulunkulu umahluleli wabo nxa engafa ephuma phandle lapha edansa futhi egijima lapho elesigqoko ezilihlazo uNkulunkulu ungumahluleli wabo kodwa kulento eyodwa nxa ungafa ungaphansi kogcubo lwamandla kamoya ongcwele njengoStefani akwenzayo lapho ekhangela phezulu ebusweni bukaNkulunkulu ngibona izulu livulekile loJesu emile esandleni sokunene emiselwe ukuya ezulwini njengenkonjana isiya ebhokisini layo amen imimoya eyenga imelana lelizwi likaNkulunkulu yekela yekela kuhambe ukwenza njani mfowethu Branham yekela nje kuhambe yikho kuphela okufanele ukwenze thatha ilizwi likaNkulunkulu ungazami ukwenza ulutho ungayiphansi elathini futhi ulithaye uklabalale uNkulunkulu ngipha umoya ongcwele Nkosi ngipha umoya ongcwele
akabuyi uchaya elathini. Lokho kakuncedi lutho hatshi. Leyo kayisiyo indlela okubuya ngayo kumthatha ngelizwi lakhe. Khangela kuPetro. UPetro wayesekukhathazekeni. Kwakhangeleka njengokuthi wayeza kufa. Futhi wabona inkosi isiza ihamba phezu kwamanzi. Futhi wathi, "Nkosi, nxa lo kunguwe, wathi ngibuye." Inkosi yathi, "Uya." Manje uPetro wathi, "Manje mana okomzuzu, Nkosi, makuthi ngihambe ekuzileni kwezinsuku ezingamajuma amane ukubona nxa ngingahamba phezu kwalawo manzi, kumbe hatch." "Oh Nkosi, makuthi ngithole umoya oyeneleyo kimi ukuthi ngingadansa emoyeni futhi ngikhulume ngendimi kulesi iskephe khona ke ngingaphuma phandle." Hatshi umzana wathatha uNkulunkulu elizwini lakhe. Jiya futhi yeka uhambe. UNkulunkulu wamdlulisa kukho. Ngabe uNkulunkulu wahlangana loMose futhi wathi, "Mose, khamba phansi le eGibhithe futhi utshela uFaro yekela abantu bami bahambe." Aluba uMose wathi, "Mangihambe ekuzileni kwezinsuku ezingamajuma amane kuqala futhi ngibone nxa ngilokukholwa okweneleyo ukukulalela wena Nkulunkulu, nginika enye into Nkosi, akuthi ngikutshele enye into, mangibone nxa ngingangena emoyeni kuqala." UMose kazange abuze imibuzo, wathatha nje uNkulunkulu elizwini lakhe futhi wasehamba. Yo indlela okufanele uwenze ngayo, thatha uNkulunkulu elizwini lakhe khona ke uzazi ukuthi ungakwenza. Akazange amelele kwaze kwenzakala enye into, yena nje waqhubekela phambili futhi wakwenza. Pho ke uElija lapho esehla phansi entabeni ikameli wayephezulu lapho okwesikhathi eside, futhi wahlangana lowesifazana ongumfelokazi ohluphekayo. Wayengowezizweni owezizwe, futhi lapho ehlangana laye phansi lapho wayedobha incwadi egumeni, futhi uNkulunkulu wamtshela, "Hamba phansi lapho kuleyo ndlu yomfelokazi, indawo bani umthumeli ukuya kuyo." Nangwe siya phansi endlini yomfelokazi, futhi lapho esekwenzile wayele ncwadi ezimbili. Wathi, "Kuyini okwenzayo?" Wathi, "Ngidobha incwadi ngilempupheni le ukwenza amaqebelengwane omumba amabili, yikho kuphele ngisele lakho kule minyaka emithathu selokho saba lezulu." Futhi wathi, "Khona ke ngiza kwenza lawo amaqebelengwane omumbu, futhi mina lo mfanami sizakwadla wona futhi sife." Wathi, "Ngenzele elilodwa kuqala." "Haleluya. Oh, ngiyakwazi. Ngingathi ngiyahlanya kancinyane. Kodwa ngisehla ngothini lwenkosi kungenani." Wathi, "Ngenzele elilodwa kuqala. Ngoba itsho kanje inkosi. Nanko ke wena." "Kuyini? Funani kuqala umbuso kaNkulunkulu lokulunga kwakhe. Hatshi umbuso kaNkulunkulu lokungumsindo okuncinyane. Hatshi umbuso kaNkulunkulu lamadlabuzana amancinyane. Hatshi umbuso kaNkulunkulu lalokhu kumbe lokhu okuncinyane. Kodwa uNkulunkulu lokulunga kwakhe, lazo zonke ezinye izinto ziza kwengezelwa kuwe. Beka kuqala." Manje lowo mfelokazi wakuzwa lokhu. Ukukholwa kubuya ngokuzwa, ukuzwa ngelizwi. Wathi, "Yilo ilizwi lenkosi. Ngoba lo ngumuntu kaNkulunkulu ongcwele. Lo ngumprofethi kaNkulunkulu futhi ngiyakwazi kuliqiniso futhi lelo yilizwi likaNkulunkulu." Manje azange agijimele ukuyabuza abomakhelwane indlela yokukwenza ngayo. Akazange afune ukwabelana futhi atshele komakhelwane ethi, "Manje licabanga ukuthini? Umthumayeli usendlini yami esithi lokho, susi ucabangani ngalokho?" Wangena waqala ukulahla, wayekela lokho ayelakho ukuthi athole okuningi. Yikho lokho umhlaba okufunayo lamuhla, yikuyekela kwesidala okuhle kwalokho olakho. Haleluya. Walahlela phandle ukuze agcwaliswe. Walahla wonke amafutha ayelawo, futhi lawo wonke amafutha ayelawo layo yonke impupha ayelayo kumthumayeli embusweni kaNkulunkulu. Futhi lapho eselahlele konke phakathi lapho, uNkulunkulu wehla phansi wagcwalisa isigqingi sempuphu, wagcwalisa isigubhu samafutha, walahlela njalo emganwini womthumayeli. Futhi kwase kuphenduka sokugcwele njalo, wakulahlela phakathi sonke isikhathi elahlela wagcwalisa. Ngiza kuthi lamuhla nxa umuntu wonke engalahla wonke lumgwedi wokuthatheka lokulungisela isiKristu, futhi uvumele umoya ongcwele uthathe indawo yonke kuza kuba lemvuselelo ezaqala ku-8 Penn Street ezathanyelela ilizwe lonke. Jiya umbhedo
Uyela elizwini likaNkulunkulu. Lahla ukuze ugcwaliswe. Yekela kuhamba, futhi uNkulunkulu uzayekela kubuye. Wena lahla, uNkulunkulu uzagcwalisa. Zonke izinto ezingelamsebenzi ezokuthi ufanele wenze lokho, futhi kufanele wenze lokho, futhi kumele wenze lokho, futhi kumele wenze lokho. Kukhohlwe, kulahlele phandle komphefumulo wakho. Ngothi uNkulunkulu, kuvumele usukela kulokho ngokugcwala. Lolu suku ngibe ngowakho ngokugcweleyo. Nkosi, ngibuya ngenhliziyo eyaphukileyo, ngibuya ngomoya odabukileyo. Ngiyakuthanda, uyakwazi ngiyakuthanda, futhi ngifuna ukukhohlwa bonke lobubula bakho konke lokhu kuzila insuku ezingamajuma amane, futhi ngibone nxa ngingasondela duze loNkulunkulu, futhi lakho konke lokhu lokhiyana lokunye wonke lumbhedo. Yekeleni, ngakula lutho elizwini elikutshela ukuba uzile okwensuku ezingamajuma amane. Ngitsho ulutho, ngakula lutho emhlabeni olukutshela ukuthi uzile ngaphandle uNkulunkulu akutshele. Nxa uzila awuyikulamba, futhi uhambe izinto zonke lezi. Lapho uzila mfowethu, uza kujabula nokuthaba isikhathi sonke. Wathi ungazibonakalisi phambi kwabantu njengalokhu abazenzisi abakwenzayo ngobunye ukumeleyo ubuso obudanileyo. Ngisekuzileni kwezinsuku ezingamachuma amane, impahla zami kazisangikwani, futhi ilahlekelwe isisindo esingamachuma amathathu, futhi bangitshela ukuthi ngikhangeleka ngcono emva kokuba lokhu sekuphelile. Oh, ngumphetho kuyimimoya eyengayo kaDevil. Phakame lathini futhi uthi udumo, 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 uze ungabe usenelisa ukutsho olunye ulutho, futhi uthi banele ukhulume ngendimi anduba wamkela umoya ongcwele. Mphetho, kulahlele phandle, susa lokho phandle kohlelo lwakho, futhi ubuye elizwini likaNkulunkulu. Wathi phendukani ngamunye wenu lonke, futhi liphaphathizwe ebizweni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu, futhi lizakwamukela isipho sikamoya ongcwele. UNkulunkulu engekela ukugcina ilizwi lakhe, akasuye uNkulunkulu. Amen. Lahlela phandle, gcwaliswa. Amen. Ngiyakuthanda lokho. Yilo ilizwi lakhe, uNkulunkulu watsho njalo, kunjalo. Futhi lapho uNkulunkulu ekutsho, uNkulunkulu uzakunakakela. Kulungile, konke ukulungiselela okwenzayo, konke ukuya ebandleni ongakwenza, kunjengalapha phansi okwenziwa imota lapho abayenza khona inqumbu enkulu yamatolokisi okuthwala, kumbe inqumbu enkulu yezimota zokuthwala abantu. Ngangivame ukusebenza khona, futhi bayathatha futhi bakhe lezo nqola ezinkulu la yonke idu, futhi bafake amaplanka aqinileyo, kwendlalwe iplanka lomvangazi yonke indawo. La yonke into inhle ibekwe phandle lapho esipolweni, futhi kwakufe njengesipikili somnyango. Nanso i-injini ihlezi lapho, kungela ntuthu yamanzi kiyo, iyahlala khonapho nje. Ekudingayo lamuhla kungumlilo embizeni yokubilisa. Lokhu okukufunayo yintuthu yamanzi. Lokhu elikufunayo lamuhla ibandla ukubila, into echisayo kakhulu ebilayo ekhona, ukuqwathiswa isono sisuke empilweni yakho luthando. Futhi nxa lingeke lithandane, liza kumthanda njani uNkulunkulu lo elingambonanga? Uthando luyafihla izono eziningi, woba sethandweni loNkulunkulu. Khona ke lizathandana, khona ke lizathanda ibandla, liza kuthanda imbangela, uzathanda yonke into elobu uNkulunkulu, futhi uzakuba khatshana lezinto zomhlaba. Imimoya eyenga ibhoda ihamba itshela abantu lokhu lokhuya, kumbe okunye banele benze lokhu, banele benze lokhuya. Kungenxa yokuthi izinhlanganiso zamasonto seziphakeme, futhi benesambulo esincinyane leso abasichoyo. Awu, manje ngiyakholwa ukuthi umuntu ngiyakholwa entweni enje ngokumemeza eBhayibhelini. Kunjalo, yilo iqiniso, benza inhlanganiso yesonto ngakho. Lapho umemeza usulakho, kodwa kawukabi lakho. Eyalandelayo yaphakama yathi, ukukhuluma ngendimi yikho kanye lokho kuseBhayibhelini. Awu, lapho ukhuluma ngendimi usulakho, kodwa abaningi babo bakhuluma ngendimi, futhi kabazange baba lakho. Bona kayisikho lokho, bathini umzana? Abaningi babo bathi, awu, kufanele siprofete. Khangeni, kulaba profeti lapha lempondo emakhanda abo beseqa phezulu laphansi, futhi beprofeta. UMikhaya wathi lina lonke liqamba amanga. Amen. Kulungile, uNkulunkulu kabuyi njengalokho. UNkulunkulu ubuya enhlizweni eqinisekileyo, eza ngokudabuka lo moya owephukileyo. Lo ophumayo ehlanyela ngezinyembezi uzaphenduka kungela
thandabuza njalo ethokoza eletha kanye laye inyanda eziligugu amen kubambe kahle lokho mngani ubudimoni obune amadimoni asebenza emphefumulweni yabantu khangela lapho okuthela khona izithelo zabo khangela luhlobo bantu empilo umuntu aluphilayo bona indlela benza ngayo khangela indlela abayenza ngayo bona injongo yabo eyikho akwenzakali nje futhi uba ngalitshela ukuthi indlela kuphela lapha kuhleli izimoto zilandelana lapha izulu lise Chauswell kawungeke uhambe ngenyawo indlela kuphela ohamba ngayo yimoto futhi wonke umuntu ocaphayo umzini fanele alethe izigubu ezinhlanu zamafutha nansi imoto yakhe kodwa nqa engela mafutha angeke ayihambise awu yikho kanye ngokuphelele indlela okuyiyo ezulwini nqa ungafa ungela uNkulunkulu kangila ndaba ukuthi waphila njani lokuthi wenza imoto ezingaki nqa uthando lukaNkulunkulu lungekho lapho ukukudonsela embusweni kaNkulunkulu ulahlekile
kulentambo yegets ehambisa umlilo lokuphendukisa kungenani ukuthi amagets ahamba njani lapha nqa kungela ntambo ehamba emhlabathini kakusoze kukhanyise kunjalo
ufanele ukuthi uthoniswe uqiliswe ethandweni lukaNkulunkulu oh mfo wethu letha lokho okubuyisayo lokuhambisayo ndawonye uzakuba lokukhanya ukukhanya kwevangeli lesidala masili balele ukhunji ngokhunji ngawusoze ube lakho ungelakho kungenani ukuthi unyikinya lokweqa njalo ungakwenza kanye ngokuhambisayo ufanele ube lentambo yegets ehamba phansi ukukhanyisa isibane amen uke wananzelele ungafaka intambo kagets ehamba phansi lapha kuloko futhi konke kwakho kuyaphenduka kugxile phansi lapha esitishini samagets khona phansi emhlabathini futhi sonke isikhathi umuntu ejoniswa futhi agxiliswe phansi elizwini likaNkulunkulu uyamjonisa kumgxilise eCalvary nganeno lapho isigxiliso insika kaNkulunkulu yalethwa lapho ukukhanyisa ukukhanya kwevangeli amen uyazi luyini uhlupho abantu kulezindawo ezinkulu okugcinwa khona izidumbu phandle lapho besenza angathi bachumayela ivangeli umchumayelo omncinyane wabuya kimi izolo ongweyinye yenhlanganiso zamasonto ezinkulu ezweni lamuhla ngaphandle kwekatolika wathi mfowethu Branham sengikhathele what baza senza sonke thina abachumayeli sigqoke amarogwe futhi siphendulele amakola ethu futhi sichumayele izinto ezithile futhi baza sitshela lokho okokuchumayela ngakho ngenyanga ezintathu wathi kangeke ngenelise ukukumela wathi kuyini okufanele ngikwenze ufanele ngiqalise ukuchumayela ivangeli ngathi mfowethu lapho kuphela ukanye laleyo inhlanganiso yesonto ihloniphe khuluma nje lokho abakukhulumayo kodwa yana komkhulu wakho kumbe umphathi wesigaba futhi uthi mnumzana sengizelwe kutsha ngumoya kaNkulunkulu nanti ilizwi likaNkulunkulu ungangivumela ngichumayele lokho ngizahlala ebandleni lakho nxa ungavumi kangisekho kunikeze komunye umuntu yiyo indlela yokukwenza ungabhoda bhodi ungabi ngophikisayo phuma ukhulume lokho okuyikho kulungile wathi mfowethu Branham ucabanga ukuthi ngingaba lebandla ngathi lapho isidumbu esikhona ingqungqulu zizabuthana kunjalo zizalandela njengendoda okwathi kwamcamisele inkokho manje kakusiyo nsomo kangikutshola ukusoma ngikutsho ngesizathu wayeza kubeka inkukhu zakhe futhi wayengela maqanda eneleyo wafaka iqanda ledata ngaphansi kweyinye futhi lapho esexaxadile wonke idata lalikhangeleka liyinhlekisa ukwedlula inkukhu esezake zakubona ngakho inkukhu yayigukhuzela amatsiyane futhi lamatsiyane amancinyane ayesiza kodwa idata lalingazi lolo limi kodwa ngolunye usuku inkukhu endala yabakhokhela ngemuva kwesilugu kwakulesifudlana phansi ngemuva kwesilugu lapho lelo dada elincinyane linuka amanzi lasibathela lisiya emanzini ngesiqubu sonke inkukhu endala yathi khukhukhu futhi idada elincinyane lathi honk 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 yena wayesesiya emanzini ngani wayelidada ngemvelo lapho ephembela amanzi mfowethu wayengeke abe khatshana lakho ngoba wayelidada futhi ngithi lamuhla loba ngubani ofuna ukuthola uNkulunkulu kabayi kuvumela ibandla libakhulumele izinto abangeke baziphile lokho kumbe okunye nxa ulembelo kaNkulunkulu phakathi kwakho uza kuya ebungceleni uza kuya etweni eqondileyo uzamela into eqondileyo uzakwenza into eqondileyo, uzacabanga into eqondileyo, uzaphila into eqondileyo. Nxa ulitata, uzathanda amanzi. Nxa ungumKristu, uthanda uKristu. Nxa ungudevele, uthanda izinto zikadevele. Nxa ulinqe, udla izinto ezifileyo. Nxa uyingulube, uzakudla umquba. Ungaphi lamuhla, kulungile. Uzitsho ukuba uphezulu lapha, usidla izinto zenkosi. Khona ke ube usehla phansi futhi ugxile kanye lo devele. Kukhona okubi ngalokho. Chiya ukulalela leyo mimoya ngodevele. Loba kumele uzimele uwedwa. Amadoda labafazi abake bafinyelela ukuba yilutho. Phose bekungamadoda labafazi abazimela bodwa loNkulunkulu. Khangela uMikhaya ukuthi we manjani lapho. Hathi njengedwala leGibraltar kodwa idwala laphakade. Wathi kangikukhuluma ulutho. Kangila ndaba lalokho. Izikolo zeBhayibheli ezikuthoyo. Kangila ndaba lokho ibandla lami elikuthoyo. Kangila ndaba lokuthi inkosi ekuthoyo. Nxa bequma ikhanda lami. Ngiza kutsho kuphela lokhu uNkulunkulu akubeka emlonyeni ukukukhuluma. Wayeqondile, wayeqondile. Futhi lamuhla, amadoda labafazi, ingalaleli kulokhu umhlaba olakho ngani. Ulokuliphatha kandlela iphi. Kulomuthi bani wegcikwane abalawo labawuthoyo. Nxa ujoyina ibandla, uzabe ulungile. Lo ngumuthi wamanga wokuvikela umkhuhlane. Ngani, ulokhe ulomkhuhlane wesono, kunjalo. Kodwa ngikutshela into eyodwa mfowethu engakuvikela esonweni ukuba ngoza egazini eliligugu lenkosi uJesu Kristu futhi gcwaliswe ngomoya ongcwele. Futhi lokho kuza kuvikela ukususe esonweni sonke futhi izifiso zakho ziza kuba ngokuya ezulwini futhi kawuyi kuba lesikhathi ngezinto zomhlaba. Kasikhulekeni. Baba wethu osezulwini, lapho sibona le imimoya eyenga phezu kwabantu futhi sisazi ukuthi iyeyisa izinto zikaNkulunkulu. Ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi uzabamba yonke indoda lowesifazana phakathi lapha lamuhla. Makuthi lolo kube lusuku Nkosi, lolo abazananzelela ukuthi impilo zabo kazihambelani lelizwi futhi bebelalela ezintweni ezingayisizo. Lezo udevele ebekade ebathulisa ngabo amagazini betristoli endala, imbhede emdala ebolileyo yomhlaba, futhi lomabhayisikopu amadala lamathelevishini angcolileyo. Oh Nkulunkulu, izinto ezingenziyo ukuba uKristu azikhangele. Nkulunkulu, kusenza sigule. Wathi kwenza wagula njengokuhlanza. Wathi inja ibuyela emahlanzweni ayo. Futhi ingulube ibuyela ekuzibhiqeni kwayo. Futhi lenja endala iyahlanza ulutho. Bona okudala okuzelwe ngokungaphelelanga obekufanele. Umuntu ozinzisayo ebuya elathini futhi sengathi uzahlanza umhlaba. Lokho kuqubeka khona. Ngawo bayaphenduka emuva futhi badle into leyo njalo. Oh Nkulunkulu, hlanza indlu yakho Nkosi. Haleluya. Thumela umoya ongcwele ngokuthonisiseka kwesidala okuzageza izikhwabitho zendoda futhi kuhlanze umphefumulo wakhe futhi umhlanze njalo umenze abe yisidalwa esiya ezulwini. Muphe uselela ubutsha bakhe futhi lezifungo zakhe njengengqungqulu ukuthi aqonge phezulu futhi edlule izinto zalumhlaba futhi aphaphele emazulwini khonale lapha angabona khona inkathazo zisiza emangweni. Siphe khona Nkosi. Wafanisa abaprofeti bakho kizo ingqungqulu. Lezo ezazile lihlo lengqungqulu zingaqonga phezulu futhi zibone izinto isikhathi eside singakafiki lapho. Oh Nkulunkulu, usisa ibandla leli elincinyane, usisa laba bantu ababuya lapha, usisa abemzini emasangweni lamuhla futhi bavumele bazi ukuthi lumbiko ubungaqondiswanga emuntwini othile kodwa uqondiswe ikakhulu Nkosi kulabo abalesidingo ngokujulileyo. Sisazi ukuthi ngolunye usuku siza kuma sonke kwahlulelweni kukaNkulunkulu futhi sisazi ukuthi siza kuba lomlando okwazi iqiniso ifuthi singakhulumi. Baba ngiyakhuleka kuzathathwa kuyo yonke inhliziyo ebizweni likaJesu. Silamakhanda ethu ekhothanisiwe okwesikhatshana angazi nxa kulomunye umuntu lapha lokhu kusa ongathi mfowethu Branham sengikhathele ngalezi zinto ezincinyane ezindala. Yilezi zinto ezingelancedo ezithile ezisalenge kimi okwesikhathi eside. Ngihleli ngikhuluma ngesikhathi esingafanelanga, ngenza izinto okungafanelanga, ngizenze futhi ngiyakwazi khona kakufanelanga kumKristu. Kangifuni ukukwenza lokho. UNkulunkulu uyakwazi. Kangifuni. Futhi kangifuni ukulalela lowo moya. Omdala futhi kuyinto engibandezela phansi impilo yami yonke ekubendothando leqiniso lenkululeko kuKristu. Ngifuna ukuthi ungikhulekele mfowethu Branham ukuthi kungichiye lolu suku. Ungaphakamisa isandla sakho. Lonke ikhanda likhotheme. UNkulunkulu akubusise. O mina bo amadazeni ezandla. Izinto ezithile ezincane zakudala, izinto ezincane zakudala lezo ezikwenza ukukhulume kumbe uqale uhlobo oluthile lwengxabano ebandleni, ukwenze uthathe uhlangothi lenye into enjengalokho. Oh, kakula buNkulunkulu lokho. Lokho yikungezwani phakathi kwabazalwane, futhi ungakwenzi lokho. Ngawukufuni lokho, ngawukufuni lokho. Lezi zinto ezincane ezindala, ulaka oluncane oludala, futhi layo yonke enye into okukubandezela phansi. Wothi Nkulunkulu, kangifuni into leyo futhi. Sengikhathele ngayo. Ngilungele lamuhla ukuyilahla. Sengisiza manje Nkosi. Futhi sengifuna ukubalekela bonke ubumina bami. Nxa umfowethu engangiphathi kuhle, ngizamkhulekela kungenani. Nxa ubaba wami engangiphathi kuhle, ngizamthanda kungenani. Nxa umkami engangiphathi kuhle, kumbe indoda yami, ngizakuhamba ngizithobile phambi kaNkulunkulu Nkosi. Ngikhangele embusweni wakho kuphela. Ngifuna ingqondo yami iqondile. Ngifuna inhliziyo yami igcwele ukujabula. Ngifuna ukuhamba hamba lapho uhlupho lubhuza phansi kwami. Yilokho ngifuna ukuhlala ngilezandla zami ziphezulu lenhliziyo yami imsulo phambi kwakho Nkosi. Ngisazi lokho ukuthi kolunye usuku ngiza kuhlangana lawe.
Ngifuna lolo hlobo lwesehlakalo Nkosi, ngenze lokho kusukela lolu suku.
Ungaphakamisa isandla sakho omunye umuntu ongazange aphakamise isandla sakhe isikhatshana esedluleyo. UNkulunkulu akubusise. UNkulunkulu akubusise dadewethu. Siphe ikoti encinyane lapho siselamakhanda ethu ekhotheme. Ukutsho okunganani, ungadlali kathesi. Lesi kayisiso isikhathi sokudlala, lesi isikhathi sokwamukela, lesi isikhathi okufanele ukuthola. Woza, kulahle khona kathesi. Ungakwenza na? Woza, nikeza konke olakho kuNkulunkulu. Wothi Nkulunkulu, kangilakho kuningi. Ngingunkosikazi wendlini. Omncinyane nje, kangeke ngenze okuningi. Nkosi kodwa, ngiyenelisa ukubala iBhayibheli lakho. Ngingakhuleka nsuku zonke. Ngingaphosela phandle yonke ingcikeza esengqondweni yami. Ngingaphosela zonke lezi izinto phandle. Ngilecala ngezinto eziningi. Umtshumayeli azikhulumileyo lokhu kusa. Ngakho, sengi kulahlela phandle lamuhla. Kangufuni uNkulunkulu, ngigcwalise ngothando, ngigcwalise ngaleyo nto engenza ngithande isitha esibi engilaso. Ngiyakufuna sibili Nkosi. Lapho esakhalisa lapho, kawungeke ubuye kathesi futhi ume eLatin okwesikhatshana nje. Lapho sihlanganyela ngelizwi lomkhuleko. Nxa ukutsho sibili lokho kathesi. Nxa usulindele sibili ukukulahla, kawusoze uthiye ilathi leli lamuhla lalokho enhlizweni yakho. Nxa ungabuya uqinisekile. Futhi uthi ngibuya phezu lapha ukuzokuma nje okomzuzu nje. Mfowethu Branham, yebo. Lapho usiba lelizwi lomkhuleko kanye lami ngokwakho, ngifuna ubuye ukhuleke. Ungabuya kathesi. Amakhanda enu ekhotheme. Ngubani ozaphakama abuye eLatin ezokuma eLatin?
Maungangedluli omsindiso mnene, izwa ukukhala kwami okuthobekileyo lapho ubabiza abanye. Oh, ungangedluli. Msindisi, msindisi, zwana ukukhala kwami okuthobekileyo lapho ubabiza abanye. Oh, ungangedluli.
Kungenani ukuthi ubungumKristu okwesikhathi esinganani, futhi lokhe kule mimoya emncane emdala elokhe ikhuluma kuwe ikwenze uvuthe ngokuthukuthela, ekwenza ukhulume ngomunye umuntu. lapho omunye umuntu esiza futhi aqale ukukhuluma ngomunye umuntu uyazihlanganisa kanye labo futhi ubusu behlisela phansi lokho kube mfowethu ungakwenzi lokho lokho kuza vele kukukhuphele phandle kwezweni lesithembiso nxa ulezinto ezincane ezindala nje okwa kungamelanga ube lazo nxa uthando lukaNkulunkulu sibili lungekho enhlizweni yakho awungeke ube linina futhi indoda uze futhi uthi uNkulunkulu khona lapha ngiza kulahlela phandle lokho kusa khona lapha ngiyasuka kuleli ilathi ngingumuntu owahlukileyo ungabuya kungaba khona isoni esingakaze samukele uJesu futhi uyakwazi uyisoni kawumazi njengomsindisi wakho uthi mfowethu Branham yebo ngangicabanga ngangilentokozo eneni ngiya emdansweni nasemaphathini lazo zonke izinto lezo ngiyabukela imbukiso emini futhi ngibala uhlobo lwamabhuku olungasiko ngibala amabhuku amadala lawo ale ndaba zenhlamba phakathi kwawo ngingathi ngiyawakholisa ukuwabala mfowethu kulento embi ngawe lokho yikukhwabitha kwakho bona mangibone lokho umuntu akubalayo mangibone lokho akubukela ngilalele umusic awulalela ngolunye usuku ngisiza lapho ngisemoteni umuntu othile wafika lapho futhi wavula umsakazo wami uhlobo lo music wakudala wenhlamba ngathi cisha into leyo angifuni ukuzwa lokho okunye kwezinto zebugi wugu zakudala wathi nga yathanda ukuzwa lokho ngathi imvelo yakho iphambukile uphambukile lapho ngiphandle la insuku ezilutshwane emva kwalokho phezu eceleni kwentaba kumbe eceleni koqaqa ngigola inhlanzi kanye lalumuntu zona inyoni ezincinyane zazihlabele inyoni ezincinyane zazibanga umsindo imathingale elidala laliphapha phezu lemoyeni kumbe inightingale hlabela indumiso ngamemeza kulowo mfana ngathi khangela mfana lo ngumusic wami uba lokho kukhala lo ngumsakazi wami uNkulunkulu uyazithuma phansi ukungihlabelela ngisaselapho uyatholisa umphefumulo wami kungcono kulakho konke okudala kobuhlanga imitshina yemusic efakwe imali iduma kubeka lapho ongeke udle khona endaweni kazulu wonke kuyikudla kukadeveli kuyindlu kadeveli igcwaliswe ngcikeza yesoni ngabe lonke lima nampu lapho phandle futhi likholisa lokho lapho befaka leyo mali kulawo mabhokisi amadala nazo zonke lezo zinto ezingcolileyo ziphuma uyakholisa lokho ihlazo kuwe ungumhlehleli muva ukhatshana lo nkulunkulu kawumazi uNkulunkulu nxa wawumazi uNkulunkulu ekuxolelweni kwezono zakho kawusoze ulalele umbhedo okunjengalokho uzabe kufile kuwe ungahlanza ngenxa yakho kawukufuna ukudla kwakho ungcono uthanda uNkulunkulu ngeke ubuye lokhu kusa uguqe phansi lapho kanye labavumayo lokhu kusa nanka amadoda labafazi beguqile khona lapho labo ababe ngamaKristu okweminyaka ngangibenzi abangasi maKristu kodwa lokhu engizama ukukwenza ukubatshela ukuthi udevil lo obahlu kuluzayo ubavalela phandle kwentokozo egcweleyo umoya ongcwele yintokozo mfowethu ngivuka ngidakiwe ngiye embedeni ngidakiwe ngidakiwe usuku lonke ngidakiwe ubusuku bonke nje ngiyathanda ukuhamba ukuyagola inhlanzi nginje mawungangedluli omsindisi omnene yizwa ukukhala kwami ngihamba ngiyezingela futhi ngihlabelela indumiso zikaNkulunkulu ngiyachumayela yonke indawo engiyakhula ngalifuna ukuba ngaleyo ndlela na ugcwele umoya ongcwele uyakuvuselela mina bo ubazwe behlabela zona ingoma ezingcolileyo ezindala ungahlabela leyi ngiqonde ezweni lesithembiso ngiqonde ezweni lesithembiso ngubani ozabuya futhi ahambe kanye lami ngiqonde ezweni lesithembiso ngiqonde ezweni lesithembiso ngiqonde ezweni lesithembiso ngubani ozabuya futhi ahambe kanye lami ngiqonde ezweni lesithembiso kunini lapho engizafika khona ekuphumuleni okuyisibusiso futhi ngibe ngokubusekileyo nini lanini kunini engizabona khona ubuso bukababa wami futhi esifubeni sakhe ngiphumule. Ngiqonde ezweni lesithembiso. Ngiqonde ezweni lesithembiso. Oh, kubani ozabuya futhi ahambe kanye lami. Ngiqonde ezweni lesithembiso. Ngeke ubuye uhambe. Ngiyakhumbula lapho phose abangamakhulu amahlanu bethu bemile ngaphesheya lapho ngiphaphathiza ikhulu lamachuma amabili phose kulesi sikhathi somnyaka phansi lapha ekhunjini lomfula lapho inkanyezi yokusa enkulu yeza ikhazimula phansi emfumuleni. Haleluya! Ilizwi likhuluma livela kiyo lathi olunye usuku uzahambisa ivangeli kuwo wonke umhlaba. Wayengakwenza njani odubekayo omncinyane ongaziyo umfana weplazini? Engakwenza lokhu umusa kaNkulunkulu. Amen. Oh, ngubani ozabuya futhi ahambe kususe beka eceleni wonke umthwalo kathesi. Ungalaleli kuleyo mimoya eyengayo, woza ulalele elizwini likaNkulunkulu. Itsho kanje iNkosi: babusisiwe abalambela labomela ukulunga ngoba baza kusuthiswa. Ngasikhothamiseni amakhanda ethu kathesi lapho sikhuleka kanye lalaba baselathini. Bantwana bathandekayo, ngifuna ukuthi likhumbule lokhu kusa. Lilapho ukuba lichiye umthwalo, lilapho ukuba lichiye wonke umthwalo futhi lesono esithandele kangaka. Paulo wathi kumaHebheru isahluko 12, sibona ukuthi sihanqiwe ngelinje iyeze elikhulu elingaka lobufakazi. Asilahleni konke okusinda lesono esisithandele kangaka kithi. Futhi ngisezakuthini ngoba isikhathi kasisayi kuvuma. Ngikhulume ngoGideoni, ngoBalak, Barak, ngoSamson, ngoJeftha, ngoDavida, ngoSamuyeli, futhi la ngabaprofeti abathi ngokukholwa banqoba imibuso, basebenza ukulunga, bazuza isithembiso, bavimba umlomo yezilwane, bacitsha amandla omlilo, baphepha ubukhali benkemba ebuthakathakeni, bayenziwa baba lamandla futhi ngamaqawe isitha sabaleka, futhi labesifazane bamukela abafileyo babo bevusiwe, futhi labanye bemukela ukuhlukuluzwa, ukuhlekwa kusuku lo kutsha phezu kwakho kuthi ukwedlula lokhu ukuboshwa nokuvalelwa entolongweni. Futhi labanye labo ababa nezilingo behlekwa becothuzwa, bona bonke bathola umbiko omuhle ngokukhula. Futhi bonke labo bemukela umbiko omuhle ngokukhula, kabemukelanga isithembiso. UNkulunkulu waye esibonele okuhle kulalokhu kuthi ngaphandle kwethu bebengeke apheleliswa. Ngakho-ke sibona lathi sikhanqiwe ngelinje iyezi elikhulu lobufakazi. Kasilahleni konke okusinda lesono esisithandele kangaka kithi, ukuthi singagijima ngokubekezela umjaho obekwe phambi kwethu. Sikhangele kuJesu, umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Owathi esikhundleni sentokozo ayimiselwe wathwala isiphambano engalinaki ihlazo, futhi wahlala phansi esandleni sokunene sesihlalo sikaNkulunkulu. UJesu emkhulekeni wakhe wathi, Baba, ngiyazingcwelisa ngokwami. UJesu waba ngongcwelisiweyo kulo ibandla. Wayengashada kodwa akazange akwenze, waba ngongcwelisiweyo. Wathi, bangcwelise Baba ngeqiniso, ilizwi lakho liliqiniso. Manje kasilahleni okusisindayo konke ulolaka, kulenye into mayelana ngawe ekwenza ukhulume lapho ungafanelanga ukuthi ukhulume. Oh Nkulunkulu, kubeke lapho kathesi, kubeke lapho. Khangela umlilo welathi usehla phansi futhi ukususa. Khangela uthando lukaNkulunkulu lokuqothula. Khangela lobo bonke ubumina bakudala, indlela obukhuluma ngayo kumkakho, indlela obukhuluma ngayo endodeni yakho, indlela obukhuluma ngayo kumakhelwane wakho, indlela okhulume ngayo ngabantu ebandleni. Kubeke elathini lokho kusa, futhi umlilo kaNkulunkulu uzakwehla phansi futhi ukususe khona, futhi uthando lobuNkulunkulu luzavutha endaweni yayo. Ulo mkhuhlane ubeke elathini. Nkosi, nanku la, dala phakathi kwami umoya ohlanzekileyo, dala kimi amandla asilisayo,
Bona lokhu uNkulunkulu azakwenza. uNkulunkulu uzakwenza lokhu kusa. Baba wethu osezulwini, siyakhothama ebukhweni bakho. Simela labo abaselathini. Makuthi umusa wakho uphumule phezu komunye lamunye wabo. Baba, manje lapho be Nkosi, angeke ngibenzele bona. Kufanele bakwenze ngokwabo. Kakula muntu ongabenzeli. Kufanele bakwenze bodwa. Makuthi imphefumulo yabo ikhulume ngokwayo. Oh uNkulunkulu, ulaka lo yalubeka phansi lapho Nkosi. Angisoze ngiluthathe. Kungenani lokuza kuza, kumbe okuza hamba, ngiza kuthiya kuhambe. Usukela kathesi kusiya. Lolu ulimi lwami obekade kulula ukuthatha uhlangothi kanye lixuku lonyeyo Nkosi. Ngikubeka khona phansi lapho. Angisoze ngikudobhe futhi. Ngcelisa ulimi lami Nkosi. Makuthi ngizwe ingilozi siza lapho njongo kwenziwa nguIsaya lapho esithi, ngingowendebe ezingcolileyo. Maye kimi. Futhi ingilosi yabuya yathatha udlawo futhi yahamba elathini futhi yathatha amalahle omlilo futhi yawabeka endebeni zakhe futhi wamngcwelisa. Nkulunkulu, ngcwelisa wonke umkhulumi lokhu kusa, lo okhuluma kubi futhi ehlanyela ukungezwani. Siphe khona Nkosi zonke izifo ezikhothame lapha kulesi isakhiwo. Abantu abalemkhuhlane sisazi ukuthi bangodeveli futhi uNkulunkulu, njengenceku yakho ngiyayikhuza ebizweni likaJesu, mayiphume kuwo wonke umuntu ogulayo. Futhi makuthi wonke umuntu ongcolileyo, nemicabango engcolileyo, mhlamba inkanuko, amadoda labesifazana ngokufanayo, uNkulunkulu kukhuphe phakathi kwabo. Bonke laba lapha abazama ukuthiya igwayi lokunatha nje kobungane, lamaphathi amancinyane lezinto zobumina, uNkulunkulu vuselela inhliziyo zabo ngomunye ongcwele ngendlela yoku. Izinto lezo kazisoze zibe lesifiso njalo, kaziswele indawo. Usugcwele umoya ongcwele kusukela lapho usiya. uNkulunkulu yenza ibandla leli elincane isihlahle sivuthayo, yenze indawo kamoya ongcwele, yenza kube ngumlilo ovuthayo ukuthi umhlaba ungaphambukela eceleni ukubona inkazimulo likaNkulunkulu. uNkulunkulu qala ngalaba abantu abalutshwane abangamakhulu athile lokhu kusa. Siphe khona Nkosi, yenza ibe msulwa inhliziyo yonke, wonke uMethodist, wonke umBaptist, wonke umKatolika, wonke umPresbyterian, wonke umPentecost. Nkosi, ususe ezinhliziyweni zabo futhi ubavumele babuye kuwe lamuhla. Siphe khona Baba, ngiyabanikela kuwe yokubaletha kuwe ebizweni likaJesu Kristu, ekuhlanzweni kwemphefumulo yabo lekusilisweni kwemzimba yabo. Amen. Ngingazi elathini usuchile na umthwalo wakho, uzwa sengathi kubekwe lapha. Nxa usizwa ukuthi kubekwe lapha, wena woba ngumahluleli. Nguwe wena okhulekayo, sengijumayelile wena khuleka. Umthwalo wakho ususele lapho mfowethu, dadewethu. Ungakuchiya sibili lapho, nxa ungakwenza phakamisa isandla sakho uthi yebo uNkulunkulu. Kathesi ngiyawuchiya lapha umahluko wami, ngizawuchiya elathini. Uthini mayelana ngakho phansi ekugcineni kwelathi lapha kwesokunene sami? Nina ungachiya khonapho, ungachiya lowo mthwalo omdala ulele lapho uthi yebo, ukholo lwami lukhangela phezulu kuwe, wena wundlu leCalvary. Lapho sihlabela sonke ndawonye kathesi, ukholo lwami lukhangela phezulu kuwe, wena wundlu leCalvary. Oh msindisi omkhulu, manje ngizwe lapho ngikhuleka. Susa wonke amacala ami kude. Oh ngenze kusukela kuloli suku ngibe ngowakho ngoku gcweleyo. Ngasimeni enyaweni zethu ngokuhlonipha sibili wonke umuntu. Manje lalelisisa wonke umuntu kathesi, makungasuki muntu nje, inkonzo kayikapheli. Ngifuna ukuthi lithole lobu buncwele obuncane, ukuhlonipheka okuncane. lapho ebunyameni bempilo ngihamba futhi ngudabuka kimi kusanda woba wena umholi wami khuza ubunyama bube yimini yesulela kude inyembezi zosizi futhi ngenze ngisukele kulolu suku ngibe ngowakho ngokugcweleyo ungayihlabeleli umakhelwane wakho manje vala amehlo akho futhi siyihlabelele kancane kancane lapho siphakamisa izandla zethu kuNkulunkulu lapho ebunyameni bempilo ngihamba futhi lokudabuka gimi kusanda woba wena umholi wami kuza ubunyama bube yimini yesulela kude inyembezi zensizi njalo ungangiyeki ngicezuka ngisuka eceleni kuwe ngilo baba phesheya ngilo baba phesheya ngilo baba phesheya welunye ukhumbi okolunye usuku olukhanyayo ngizahamba ngiyombona kolunye usuku olukhanyayo ngizahamba ngiyombona kolunye usuku olukhanyayo ngizahamba ngiyombona kolunye ukhumbi ololo suku olukhanyayo lungaba kusasa lolo suku olukhanyayo lungaba kusasa lolo suku olukhanyayo lungaba kusasa kolunye ukhumbi ngingazi kathesi bangaka balobu baba kwelinye ilizwe kasiboneni isandla senu bangaka balobu mama kwelinye ilizwe kasiboneni isandla senu bangaka balomsindisi kwelinye ilizwe kasiboneni isandla senu gakusoze kube ngumhlangano othabisayo gakusoze kube ngumhlangano othabisayo gakusoze kube ngumhlangano othabisayo ngakwe linye ngifuna ukuthi lenze enye into manje lapho sihlabela lokho njalo ngifuna ukuthi iqawulane izandla kanye lomuntu ome eceleni kwakho futhi uthi mfowethu dadewethu ungikhulekele ukuthi ngizahlangana lawe kwelinye ilizwe ungakwenzi ngaphandle ukutsho bangaka bafuna ukuthi bahlangane bangaka bafuna ukuhlangana lomuntu wonke olapha khona le thina sibili siyafuna manje kasiqawulaneni izandla zomunye lamunye futhi sithi ngifuna ukuhlangana lawe mfowethu ngifuna ukuhlangana lawe kwelinye icele manje lapho sihlabela lokho ngilomsindisi ngaphesheya kulungile ngilomsindisi ngaphesheya ngilomsindisi ngaphesheya ngilomsindisi ngaphesheya ngakwelinye icele olunye usuku olukhanyayo ngizakuya ngiyombona olunye usuku olukhanyayo ngizakuya ngiyombona olunye usuku olukhanyayo ngizakuya ngiyombona ngakwelinye icele ngakukwenzi uzwe kahle futhi ulungile na Jesu ngigcine duze lesiphambano Jesu ngigcine duze kulomthombo oligugu ukhululeke kube bonke umfula wosiliso ugeleza eCalvary emtho wonke umuntu phakamisa isandla sakho kathesi esiphambanweni esiphambanweni kube yinkazimulo yami kokuphela kuze kuthi umphefumulo wami uhlithiweyo uthole ukuphumula ngangale kumfula. Esiphambanweni kube yinkazimulo yami kokuphela. Kuze kuthi umphefumulo wami ohlithiweyo uthole ukuphumula ngangale kumfula. Ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala futhi wahlawula usindiso lwami eKhalvari. Udumo kuNkulunkulu. Ngokuthula kathesi sikhothamise amakhanda ethu futhi ngendlela yethu enhle kasimdumiseni izandla zethu ziphezulu sisithi ngiyakubonga Nkosi ngokusindisa umphefumulo wami. Ngiyakubonga Nkosi ngokungenza opheleleyo. Ngiyakubonga Nkosi ngakho konke lokhu okwenzileyo. Uletha inkululeko enhle, uletha usindiso olungelambada. Ngiyakubonga Nkosi, siyakupha lo mnikelo wokubonga. Siyakudumisa ngoba umuhle kakhulu, uliluba lesihotsha, inkanyezi yokusa, imbali yaseSharon. Konke kukho konke ungubaba, indodana, umoya ongcwele, lo owayekhona, okhona nozakuza, u-Alpha omkhulu, Omega, unguye omangalisa, inkosana yokuthula, impande lenhlumela likaDavida. Uyikho konke futhi siyakubonga Nkosi ngakho konke lokhu okwenzileyo. Siyakubonga ngelizwi lakho ngoba liyikukhanya endleleni zethu. Oh, siyakhuleka Nkosi ukuthi uzasivumela sihambe kukhanyeni siphe khona Baba, ebizweni likaJesu Kristu, amen. Kulungile, lapho sihlala phansi okomzuzu sizahamba ekukhanyeni. Sizahamba ekukhanyeni, ukukhanya okuhle kanje okuza lapho amathonsi esihawu akhanya khona ekhazimula phansi kwethu imini nobusuku. UJesu ukukhanya ko wozani bancweni ngasiyihlabeleni kathesi. Sizahamba ekukhanyeni ubumsulwa ubungcwele ukukhanya okuhle wozani lapho amathonsi esihawu akhanya khona akhazimula phansi kwethu imini lobusuku. Jesu ukukhanya ngomhlaba, woza umvume njengenkosi yakho. UJesu ukukhanya komhlaba, khona ke amabhela ezulwini azakhala. UJesu ukukhanya komhlaba wonke umuntu. Sizahamba ekukhanyeni, ukukhanya endleleni yami, ukukhanya okuhle kuza lapho amathonsi esihawu akhanya khona ekhazimula phansi kwethu
imini lobusuku. UJesu ukukhanya ngomhlaba. Ngakukwenzi uzwe kahle. Bangaki abezwa kahle. Bakamisa nje isandla sakho kathesi uthi ngizwa kahle sibili. Umoya oncwele elikhuhlile. Khona ke siza. Kwenzani? Kambe kukhanyeni. Ungalaleli kuloba kuyini ukukhanya ilizwi lakho liyisibane. Ngakho ke sizahamba ekukhanyeni. Lokhu kukhanya okuhle kuza lapho amathonsi esihawu akhanya khona. Khazimula phansi kwethu imini lobusuku. UJesu ukukhanya go manje kakumangalisi lokho. Khangeleka njengokuthi ngasingeke sivale. Umoya ongcwele nje esibamba thina. Ngalizwa ngaleyo ndlela kuzwakala nje njengokuthi kuyaphuma nje. Ivangeli licinca ngegazi. Igazi labafundi abafeli iqiniso. Leli vangeli lomoya ongcwele licinca ngegazi. Okuqala ukufela leli cebo likamoya ongcwele wayenguJohane umbhaphathizi, kodwa wafa njengomuntu. Khona ke kwasokusiza inkosi uJesu bambethela wachumayela ukuthi umoya uzasindisa abantu esonweni. Ngulo Petro lo Pauli lo Johane ongcwele banikeza impilo zabo ukuze leli vangeli likhazimule. Baqobanisa igazi labo njengabaprofeti bakudala ukuze ilizwi leqiniso likaNkulunkulu likhulunywe ngokuthembekileyo. Basebemkhandu uStefan wachumayela emelana lesono wabazondisa kakhulu. Basebemtshaya ikhanda lakhe, kodwa wafa emoyeni wanikela umoya futhi waya kuyahlangana nabanye lelo qembu elipha impilo. Liqhubeka licinca ngegazi. Yebo, licinca igazi leli vangeli lomoya ongcwele. Licinca igazi, igazi labafundi abafeli iqiniso. Leli vangeli lomoya ongcwele liqhubeka licinca igazi. Lalelani kule mphefumulo ngaphansi kwelathi yakhala kuze kube nini ukuze inkosi ijezise labo abenza okubi, kodwa kuza kuba labanenge abazanikeza igazi lempilo yabo ngenxa yaleli vangeli lomoya ongcwele kanye lomfula walo obomvu. Liqhubeka nje licinca ngegazi. Haleluya, licinca ngegazi. Ngifuna ukuba ngomnye wabo. Ivangeli likamoya ongcwele licinca ngegazi. Igazi labafundi labo abafela iqiniso. Leli vangeli likamoya ongcwele licinca ngegazi. Ngingathanda ukusuka ngikuphuphithi. Amen. Oh, kumangalisa okunganani. Abazalwane bami banikela igazi lempilo yabo. Kuza kuba labanene abaza kwenza into efanayo. Ungakhathazeki, uyeza ekubonakalisweni masinya nje. Uzangena phakathi kumbe uye phansi. Bonke sebemanyana kathesi ukhansili yamabandla, futhi bonke bayangena, bonke bayabuthana ndawonye. Futhi kuza kuba labanenge abazanikeza igazi lempilo yabo ngenxa yaleli vangeli lomoya ongcwele lo zamcolo walo ohlanzayo. Licinca igazi.
Yebo, liyacinga. Oh, hallelujah. Leli vangeli lomoya ongcwele licinga ngegazi. Igazi labafundi labo abafela iqiniso. Leli vangeli lomoya ongcwele licinga ngegazi. Mina bo ngizwe njengokuthi ukuhlwithwa kuphezulu kwebandla nje. Oh, kungenza ngizwe kahle. Zonke izono zingaphansi kwegazi. Bona, umoya ongcwele uthanda ilizwi. Ilizwi yilo umoya ongcwele odla kulo. Uyabona? Oh, mina bo, yehla phansi futhi kungene phakathi kwabantu. Uhlanze izono zabo, ususe imkhuhlane yabo, ukhuphe ukudangala kwabo. Manje sendakiwe. Njengokudakwa engingaba yikho, idakwe emoyeni, ngithanda ukukudonsa kuvele enhlizweni yami. Kungenani lokuthi omunye umuntu wenzani. Uxolele isitha sakho esibi kakhulu, konke kuphelile. Loba ngubani owake wakhuluma kumbe watsho loba yini. Ngangi awu lokho sokuphelile, konke sokuhlanziwe kathesi. Futhi licinga ngegazi. Yebo licinga ngegazi. Ivangeli lomoya ongcwele licinga ngegazi. Igazi labafundi labo abafela iqiniso. Leli vangeli lomoya ongcwele. Oh, mina bo kumangaliso kunganani. Isikhathi esimangalisayo kuwe. Isikhathi esimangalisayo kimi. Nxa sonke singalungiselela ukuhlangana lo Jesu inkosi yethu. Kuyisikhathi esihle okuza kuba yiso. Isikhathi esimangalisayo kuwe. Isikhathi esimangalisayo kimi. Nxa sonke singalungiselela ukuhlangana lo Jesu inkosi yethu kwisikhathi esihle okuza kuba yiso. Liyakuthanda lokho wonke umuntu. Ngozani? O isikhathi esimangalisayo kuwe. Isikhathi esimangalisayo kimi. Nxa sonke singalungiseleli uhlangana lo Jesu inkosi yethu kwisikhathi esihle okuza kuba yiso. Ngizwa njengokuthi imvuselelo yesidala isebandleni. Kalikuzwa na? Ukuhlanza kwakudala, ukukhuhlwa okuhle, isikhathi esihle sakudala, kalizwa kuhle. Oh, ngizamdumisa, ngizamdumisa, dumisa iwundlu elihlatshelwe izulu. Ngasihlabeleni kathesi, wonke umuntu, liyayazi, ngiyayazi, woza lapho, ungisize, ngiyikhokhele, forward never, futhi lani lo, tonke kathesi, siphakamise izandla zethu, sihlabele, kanye nge, kathesi, kathesi, nxa lingenelisa. Dumisani wundlu elihlatshelwe izulu. Nikeni yena inkazimulo lonke lina bantu, ngoba igazi lakhe seligeze lasusa amachata wonke. Kathesi wonke umuntu wozani. Ngizam dumisa, ngizam dumisa. Dumisa iwundlu elihlatshelwe izono. Mnigeni yena udumo lonke linabantu, ngoba igazi lakhe seligezise lasusa amachata wonke. Amen. Lokho kuyamangalisa. Idolobha elimhlophe lamaphareli ngilendlu ihabhu ngimqele. Manje sengilindele ngikhangele lokhu khuleka ngedolobho elimhlophe. UJohane alibona lisehla phansi.
Amen. Ngiyamangalisa. Oh manje ngasimene ezinyaweni zethu. Wonke umuntu ithemba lizwa kahle. Khumbulani inkonzo lobubusuku. Kathe sifuna ukuhlabela enhle endala ingoma yethu yokuphuma ngayo. Ebizweni likaJesu ngikhothama, ngisiwa, icambalala ezinyaweni zakhe. Inkosi yamakhosi ezulwini sizamethesa umqili. Lapho uhambo lwethu seliphelile. Kulungile, wonke umuntu kathesi sonke kulungile.
Ebizweni likaJesu sikhothama, sisiwa, sicambalala ezinyaweni zakhe. Inkosi yamakhosi ezulwini sizamethesa umqili. Lapho uhambo lwethu soluphelile. Bizo eliligugu, bizo eliligugu. Okumnandi kangakanani, okumnandi kangakanani. Themba lomhlaba lentokozo ezulwini. Bizo eliligugu, bizo eliligugu. Okumnandi kangakanani, okumnandi kangakanani. Themba lomhlaba lentokozo yasezulwini. Kuyikusa okumangalisayo, isikhathi esimangalisayo. Ngasikhothamiseni amakhanda ethu okwesikhatshana nje. Wonke umuntu khangela khona kanye kuKristu kathesi umsindisi wakho. Ngendlela ethule ngifuna umuphe ukubonga lodumo. Wothi Inkosi, ngiyakubonga kakhulu ngokungcwelisa umphefumulo wami. Ngiyakubonga kakhulu ngakho konke lokhu ongenzela khona. Makuthi umoya wakho ube phezu kwami kulo lonke usuku. Inkosi, ngihole, ngikhokhele, ngibusise. UNkulunkulu akunike leso sibusiso ngumkhuleko wami. Manje lapho sikhothamisa amakhanda ethu mfowethu nevili, siphumise ngelizwi lomkhuleko.